asikhothamiseni amakhanda ethu.
Dear God,
we are Nkulunkulu othandekayo, siyathokoza limini ngaleli thuba esilalo lokuzibuthanisa ndawonye kanye njalo. Futhi wena kuphela Nkosi uyazi ukuthi inhliziyo zethu zilangazelele kanjani leli hola, ukuthi lapho singenelisa ukuma phambi kwabantu bakho njalo lapha, futhi ngilethele umbiko lo esiwuzwa uqakathekile ukuthi ngowesiphangephange kanjalo kuleli hola. Usabelelezi insuku ezindutshwana khathesi, futhi siyakhuleka Nkulunkulu othandekayo ukuthi isandla sakho sesihawu siza kuba phezu kwethu ukusihola lokusiqondisa. Futhi sinike lezo zinto esilezidingo ngazo Nkosi, ngoba inhliziyo zethu ziyalangazelela ukuba kwazi ngcono. Siyabona inkundla enkulu yesivuno imhlophe ivuthiwe, futhi siyazi uhlamvu solulungiselelwe khathesi isikhathi esikhulu sokubhula. Nkulunkulu othandekayo, siyakhuleka ukuthi uzavula ususe amakhoba asizungezileyo. Yeka silale ebusweni bendodana khathesi lezi insuku ezindutshwana, futhi sivuthelwe umbuso kaNkulunkulu. Obusisa yonke ingoma ezahlatshelwa, obusisa wonke umkhuleko, futhi uphendule wonke ozathi ukhulekwe Nkosi. Sindisa bonke abalahlekileyo, buyisela endlini kaNkulunkulu ophilayo lasebudlelwaneni labo abazulazulileyo. Siyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzakusilisa wonke umuntu ogulayo oza ngaphansi kophahla lwethu. Siphe khona Nkosi makungabi lomuntu obuthakathaka phakathi kwethu ekupheleni kwaleyi imihlangano. Futhi Nkulunkulu othandekayo, khona-ke ngokwethu thina esizitsho kuleli hola ukuba libandla ababiziweyo, labo umhlaba jikelele abaphume phakathi kweBhabhiloni lokuba ngabahlanganyeli balobu ubudlelwano obumangalisayo kulolu suku lokugcina. Siyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uza kubusisa inhliziyo zethu ngendlela enjalo. Silambile okweqiniso Nkosi, futhi sakhupha ezintweni zonke zomhlaba esazingazo. Nkosi, sibeke eceleni wonke umthwalo osindayo othandeleka lula kithi, futhi manje masigijimele umjaho ngokubekezela obekwe phambi kwethu. Siphe khona Baba, futhi masigcwale ngamandla, siqine ngamandla amaKristu angcono emva kwalinkonzo ukwedlula ebesiyikho lapho singena. UNkulunkulu makathole yonke inkazimulo ngoba sikucela ebizweni likaJesu. Amen. Ngicabanga leli lithuba elihle kakhulu lobu busuku ebengililindele okwesikhathi esithile. Ngolinye usuku ngangitshela umkami ngathi ngiyanqineka kangako ngilindele ukufika eTabanekeli. Mina nje ngilabanye abangane, yebo sibili ngilabo umhlaba jikelele, kodwa kulenye into ngokunya ngaleli Tabanekeli lapha. Ngathathwa kulolu thuli ngalapha lapho uNkulunkulu enginika ukuphila lapha emhlabeni, futhi ngiyathemba nxa ephuza ngizangcwatshwa lapha kwenye indawo. Lapho esiza uzangifumana lapha kwenye indawo. Okodwa kukhangeleka ingathi kulenye into lapho ngiqala ukucabanga ngeJeffersonville. Ngolinye usuku ngaqala ukuba lesizungu kangako ngathi kumkami ngathi ngilesizungu sokuya ekhaya, futhi angikwazi ngilesizungu ngakho ukuya ekhaya ngaphandle kuyilabo bantu bengikhulekela. Ngathi awu, ngiza into kuphela engiyaziyo yokuyenza ikubuyela ngibe lomhlangano wensuku ezindutshwana. Sibone nxa singeke safumana olutho enkosini, mhlawumbe ufuna sibekwazi enye into. Futhi esikhulu isifundo esiqakathekileyo esilazo phambi kwethu khathesi ngumtshado lo kwahlukana. Futhi nxa kulombuzo kumele kube lempendulo. Akungeke kube lombuzo ngaphandle kube lempendulo. Okungelandaba lokuthi yini, kumele kube lempendulo. Nxa inkosi ithanda, ngifuna kuzama kukhuluma phezu kwalokho ngesonto ekuseni. Futhi khona-ke kusasa ebusuku ngicabanga kumele sibe phezulu lapha leso sikolo sibizwa ngokuthi Parkview Auditorium. Yini mnumzana? Parkview Junior High. Bangaki abaziyo ukuthi kungaphi? Awu, ngiyethemba baza kuba leziboniso phandle abasoze yini mfowethu nevayile kungaphezulu nje lapha phose izilinganiso ezintathu kwezine zemayila, futhi kuza kuba leziboniso uyajika emuva uphume emgaqweni. Isakhiwo esihle esiphakemeyo sile ndawo lapho ungeyamisa ingalo yakho, futhi uthathe amanothi alokho ufuna ukukubhala, futhi izini, futhi ngileqiniso liza kukholisa kancane ukwedlula elingakwenza. Kungathi siminyanisiwe emhlanganweni lapha phakathi kweTabanekeli. Kuzabe kule ndawo enengi, indawo enengi yokuphaka. Manje ngicabanga balomthetho omncinyane esathembisa ukuwugcina wawuyilo singafiki egumeni kuze kube ngu-6:30. Futhi ngasikhathi bani? Ngiyakholwa kungaba ngumqondo omuhle ukuba sifike lapho ngo-6:30. Manje bathole enye iholu lapha edolobheni ehlala i-6,000. Nxa singenza kahle sibili kuleyi, bangasivumela ukuba sibe leyinye ngesinye isikhathi okomhlangano omkhulu. mhlambe kwesinye isikhathi leli hlobo lapho ngiphenduka ngivela phetsheya kolwandle. Futhi ke ngicabanga singahlalisa abangafika bangaki esingabahlalisa phezulu lapho 4,000. Ngakho uyabona sizakuba le ndawo eningi, kuyabe kungela kujaha. Ngakho lize ngo-6:30 futhi khona-ke umuntu wonke uzakuza ngesikhathi esifaneleyo, umuntu wonke ndawonye, futhi ngileqiniso lizakuba lesihlalo esihle. Futhi iphakeme kanje, futhi indawo lapha lapho ongabhala futhi uthathe amanothi lokunjalo, futhi lokho kuzaqala ngayo inkosi ithanda. Ngiyacabanga manje lobu busuku, lokhu ngumhlangano omkhulu kwango lwesithathu ebusuku, sithole indawo isiphose yagcwala nje. Ngakho ngiyacabanga mhlawumbe kungaba ngcono siqalise kusasa ebusuku. Siyiqhatshile nje ngethemba lokuthi mhlawumbe nga sasingenela ukuba labagcwala bacithekela apha sasingaya phezulu lapho. Kodwa ngiyakholwa kuyi kungaba ngcono ukwenyuka, alicabangi njalo mfowethu Nevali, ukwenyuka kusasa ebusuku. Futhi bangaki abacabanga ukuthi kungaba ngumqondo omuhle, futhi khona-ke lingaba le ndawo enhle eyenelayo isivele yaqhatshwa ibhadaleni ngabanye abazalwane lapha ebandleni. Kusibizele amadola angu-50 ngobusuku bunye, lokho sibili kusibili. Ngifisa ngani lakho ndawo zonke okungahlala abaningi njalo okwamadola angu-50 ngobusuku bunye, isakhiwo esitsha esingakasebenzeli, isiteji esihle. Futhi kodwa thina siya ngoba siza thatha iminikelo, ngithemba njalo, futhi asifuni lawo madoda okubhadalela lokho sibi sabo. Sizabhadalela, sizababhadala. Kodwa nxa sithola izindleko zethu lezinto awu khona-ke, yebo sibili, siyama ukuthatha iminikelo. Kasi nxa kukhona abemzini kanye lathi, sikwenze kwaba ngumkhuba ukuba singaphansi ukucela ukufuqa abantu ngemali, sidlulisa umgano wenkongozelo okuyiwo nje yisenzo senkolo. Ngakuzama izikhathi eziningi ukungadlulisi ngitsho umgano wenkongozelo lakancane, kodwa akusebenzi bona, ngoba ukupha kuyingxenye yenkolo yethu, kuyingxenye yomsebenzi wethu, loba nje kuyindibilishi kumbe loba yini okuyikho kumbe ipeni, konke kuyi. Ngakho khumbula uJesu wabona umfelokazi esedlula ngolinye usuku lapho amadoda anothileyo ayifaka okuningi kwenotho yabo emnikelweni. Futhi lo mfelokazi wedlula ngalapho mhlawumbe abantwana abathile abancinyane abalambileyo behamba ngaseceleni kwakhe, futhi wanika izinto zonke ayelazo, amapeni amathathu. Futhi uJesu wathi, ngubani owanikela okuningi kulabo bonke na? Manje nxa ngabe bengimile lapho ngangingathi, ungakwenzi lokho dadewethu, thina khangela sile mali eningi. Kodwa akazange amise bona wayekwazi wayelinye into enkulu kuye phansi emgaqweni. Ngakho bona phezu kwakho konke wayelikhaya enkazimulweni ayisiyakile, futhi akazange amise. Wamyekela wafaka amapeni akhe amathathu phakathi, ngoba kwakuyikuba nje wayefuna ukukwenza, futhi wayemele afune ukukwenza elabantwana futhi engumfelokazi, futhi amapeni amathathu kuphela ukuphila ngawo, yena wayemele afune ukwenza lokho. Ngakho uyabona, lapho abantu befuna ukupha kumele ubaphe ithuba lokwenza njalo. Kodwa ngicabanga ngalaba abamileyo, futhi abantu besithi, ngubani ozakupha amadola angu-50 na? Ngubani ozakupha amadola angu-20 na? Ngicabanga lokho akuhambelani le nhlakanipho yakho. Ngicabanga ukuthi abantu bayananzelela ukuthi kuthatha imali ukuqhuba umhlangano, futhi angisoze ngibavumele ngitsho ukuba bakwenze abaphathi. Ngathi loba nini lapho okumele likwenze lokho, khona-ke sokuyisikhathi sami sokubuyela ethabhanekeni. Ngakho asidingi ukuba sikwenze lokho. Kodwa ngiyacabanga ukuthi kumele sidlulise umgano wenkongozelo ukuze sikwenze inkonzo epheleleyo. Futhi-ke mhlawumbe baza kwedlulisa umgano wokunikela umncinyane ubusuku ngabunye, sithi enye into enjengaleyo, awu sizathatha umnikelo khathesi, futhi baza kwedlulisa umgano wenkongozelo, futhi lokho kuza kuba yikuphela kwakho. Futhi ubusuku ngabunye, nxa inkosi ithanda, ngicabanga inkosi ibeke phezu kwenhliziyo yami umbiko oqotho sibili webandla bengizinsuku ezithile emkhulekweni. Futhi angisoze ngingene kulokho, ngoba isimanga esikhulu senzakale ngolunye usuku esasisikhulu sibili. Futhi ngiyaphitheka ukulitshela ngakho. Futhi manje isifundo esikhulu, ngiyathemba ningi labo bonke, uBilly wathi ababefona zazingumtshado lokwahlukana, okuyikuthi isifundo esikhulu, futhi angizange ngibekwazi ukuthi ngisisondelele kanjani. Futhi ngaya ukuyakhuleka ngakho, futhi inkosi yahlangana lami. Futhi ngiyakwazi ukuthi mina angilakho, kodwa uNkulunkulu unikile kimi, ngilakho manje. UNkulunkulu ungiphe impendulo eqondileyo, bona. Futhi ngiyazi ukuthi kuliqiniso. Futhi ke angazi khona kanye nje lakhathesi, mhlawumbe ngesonto ngingacela udadewethu ukuthi beqe umhlangano ngokwabo, kodwa kangikwazi. Kuza kuya ngokuthi nxa abafazi abendileyo befuna ukubuya labo umkabo, kukhona ezinye izinto eziqakathekileyo sibili ezifanele zikhulunywe, iqiniso mayelana njalo kanjani. Futhi-ke sifuna ukukubeka impela ngo-itsho kanje inkosi, khona-ke usukutholile leso sikhathi, uyakwazi nje lokho okuliqiniso khona-ke, futhi ngiyamethemba ukuthi akwenze lokho. Futhi manje ngangiphezulu lapha okuthengiswa khona ukudla ngolunye usuku ngisidla, futhi uJerry labo bonke belidinga lonke bathi wathi awu thina abanye umnye wabafana wayephezulu wathi lumfo wathi ngizaphuma kuhle liviki wathi bale kumbe lawo amaviki amabili alandelayo wathi balo umhlangano lapho webasketball kumbe olunye olutho lokunye wathi khona-ke wathi uBranham uphansi lapho uza kuba lomhlangano wathi ngizawondla abantu abaningi kakhulu e-Rangers enye yalezo ndawo phezulu lapho futhi babebahle sibili futhi ngiyalithakazelela lonke ngoba ngeqiniso baziqhenya futhi bakhuluma izinto ezinhle ngani. Umphathi phezulu lapho e-Rangers wahlangana lami ngokunye ukuza. Ngafika phose ngo-2:30 ngivela e-Arizona futhi wathi awu mfowethu uBranham wathi ngizwa ukuthi uza kuba lomunye umhlangano wathi ngilosizo olwengeziweyo wathi futhi wathi khona-ke ngifuna ukukhuluma into eyodwa ukuthi labo bantu abavela phansi lapho wathi bangabantu abahle sibili. Manje lokho kwangenza ngezwa kahle sibili ngani ibona ngoba phezu kwakho konke ngizwa ukuthi lizimbuzana zami futhi kumbe abantwana bengisitsho futhi khona-ke ngimbuzana kukhomba embuzini futhi lina alisombuzi elingamawundlu ami kunjani lokho lingamawundlu enkosi angivumele ukuthi ngiwondle futhi ngiyathemba ukuthi uza ngivumela ngenze lokho. Siyaqhubeka sisehla phansi emgwaqweni futhi mayelana ngalo mshado lokwahlukana bengifuna ukukhuluma ngakho kusukela ngesikhathi salezo mpawu eziyisikhombisa liyazi zonke imfihlakalo zazifanele ukwazakala phakathi kwazo ukuvula lezo mpawu eziyisikhombisa zonke imfihlakalo zebhayibhili futhi ngiyacabanga manje ngisiba mdala ngicabanga bengicabanga kungcono ngikufake ethephini loba enye into engenzakala kimi khona-ke ibandla lingamangala asazi lokho ayelakho engqondweni yakhe kuyini ayengakutsho futhi zonke lezo zifundo ezikhangeleka zilukhuni sibili ngicabanga ngosizo lwenkosi ngizazama ukuziletha kini futhi-ke khona-ke nxa enye into isenzakala futhi nxa ngingenzakala ukuthi ngihambe engakabuyi liza kuba lakho kurekhodi khona-ke ngicabanga silamabhuku amatsha aphumileyo ngibona udadeveli kangazi loba udokotela ulapha kumbe hatshe ulapha dadeveli mhlawumbe ukhona emhlanganweni kangimboni kodwa yebo khonale emuva futhi umfowethu veli ubhale ibhuku futhi bengicabanga ngiyakholwa bathilo lamuhla amabili mfowethu veli kuqondileni lokho ulamabili lapha khathesi amabhuku amabili manje angikwazi indlela engizwisisa ngayo ukuthi umuntu ngamunye athole ikhophi ngakho yiyo indlela engizwisisa ngayo ngingabe ngiphambukile kulokho futhi-ke izikhathi zebandla eziyisikhombisa seziphelile kunjalo namfowethu veli futhi asedindwa khathesi futhi ngiyazi lizafuna ukuwathola ngoba aphendula imibuzo eminingi ebisenhliziyweni zenu futhi-ke ngemva kwalokho sizazama ukuthatha impawu eziyisikhombisa zivuliwe liyazi ebhukwini ukuze ngamunye angabala ngesimo abafuna ngaso bangazwisisa futhi bakutadisha ngicabanga lapho kubhaliwe nxaku okuqala salikhupha ethephini indlela elalibhalwe kumbe likhulunywe ngalo uyazi ungachumayela intshumayelo yinto eyodwa futhi-ke ubhale ibhuku ngeyinye bona njengokungenzeka ngingathinta isifundo njengoba ngingathi kini lingazwisisa ngingatsho manje inzalo yenyoka bona manje umbali walelo bhuku nxa wasusa lokho angamangala kuyini inzalo yenyoka bona futhi bangeke babekwazi nxa kwenzakala ukungena endaweni enjalo njengaseprincetown kumbe kwenye indawo futhi babengacabanga ukuthi asisobantu abakhaliphileyo ngakho ngathatha mfowethu veli ukungathi angisize ngalokho futhi agcine umzila womcabango ofanayo futhi alolonge ulimi futhi ngileqiniso ukuhlela kwamabala ami kuza kungaba ungazwisiseki kibo sibili ngokwaneleyo ngakho umfowethu veli ulungile sibili kulokho ngakho unjenge futhi-ke kulokho ngicabanga umfowethu oligugu angabe wathatha ukuphefumulelwa okuncinyane okwengeziweyo ngenye indlela futhi wathi wayeza kubhala amabhuku amabili awakhe uqobo kuthathela kulawo kanjalo futhi-ke wabhala elilodwa elithiwa ngiyakholwa the 20th century prophet lelinye ibandla lelawudikeya ngiyakholwa kumbe enye into enjengaleyo futhi ubhili ungitshele lokho lobu busuku ukuthi ngiyakholwa inkulungwane eziningi zawo zifikile lamuhla omunye umuntu uwalethe evela e-Texas futhi-ke aza kuba lapha futhi baza kumemezela ngiyacabanga loba yini abayikho ngicabanga ukuthi bayasekelwa kangilaqiniso futhi nxa benjalo aza kuphiwa kini uyabona futhi kungela mbhadalo futhi siyathemba liza kukholisa nxa likwenza xhawulani isandla sikamfowethu veli emuva le futhi limtshele ukuthi likuthakazelela okunganani kanye kaze ngilibale ngokwami nxa ngingawabala ngingantshintsha ingqondo yami ngalokho ngakho ngizazama ukuwabala liviki lapho ngilethuba nxa ngingenelisa khathesi kungolwesithathu ebusuku umhlangano wethu uyaqala ngokusehlelweni kusasa ebusuku kodwa ngicabanga ngokuba lapha phakathi kwenu angenelisanga nje ukuhlala phezulu lapho endlini futhi ngisazi ukuthi lonke laliphansi lapha njengokuthi nje liyazi njengezinye izihlobo zenu zingena phakathi liyazi futhi uyagijima wehle ekucineni kwesitalada ukuhlangana labo liyazi futhi ngacabanga ngizagijima nje futhi futhi ngilamukele iJefferson Vini futhi ke livike edluleyo mayelana hathi uqolo sokube phose amaviki amathathu edluleyo ngibuya ngekhaya ngangiphandle ngizama uku bengisemhlanganweni ngidlula eArizona lapho futhi ngaphenduka ukuzama ukuphumula futhi ngasengiziya uhambweni lokuyazingela futhi ngangathola isilwane esidumileyo sase-Arizona ngasigijimisa zangena phakathi kwegusi okwamamayela angu-20 ukuze ngisithole kodwa-ke ukucabanga loba kanjalo ukuthi angikaze ngicabange lapho ngisasengumfana omncinyane ukutshengisa nje ukuthi izinto lezi zenzakala kanjani indawo encinyane inkosi esinikileyo phezulu lapho okwenyanga lezo siphandle lapho lesikolo sabantwana ngangingumfana omncinyane ngiyacabanga ujimmy poole ulapha lobu busuku mhlawumbe uyise ulapha ujim omkhulu sahamba isikolo sonke futhi ngiyakhumbula ngihlezi lapho njengomntwana omncinyane omadabudabu le zicathulo izicathulo zamathenisi ngizigqokile amazwane ephutsha phandle ngeboleke isiqamu sephepha komunye lempenseli komunye ngangivame ukubhala inkondlo futhi inkosazana udwi lapha wangenza ukuba ngiyilandisele imini ethephini ngefodi yami endala liyazi futhi kungokuhle manje wathi awu kufanele uthumele lokho kumnumzana ford ngathi kule qiniso elikhulu kakhulu ngiyakholwa ngokungaba yikukhetheza phambili lokugaya emuva lempica yesichayina egiyeni yesidrayivo kodwa ngihlala ngisithi into kuphela engangimele ngiyenze ukubala amathaya futhi ngiyikhuhluze okwaneleyo ukuyenza iqalise futhi-ke ngingene phakathi kwayo ngathi bekukuhle lapho ngiqalisa ukuqansa uqaqa ngayo ngihambe nje ngidonsa kancane ngisithi ngicabanga ngingakwenza khona-ke ngiqale elinye icele lisithi bengicabanga bengingakwenza yiyo indlela esidonsa ngayo lolu qaqa njenge-pilgrim's progress ngakho thina nganyile nkonjo encinyane engayibhalayo enye into enjengaleyi futhi yathi manje cabanga nje ngangiphosa ukuba leminyaka engu-12 futhi ngimile phezulu lapho ngolunye usuku ngikhangele phezu kwalolo donga futhi ngicabanga leso silwane sizabe sihlezi khona lapha kuleli kamelo lensitha sikhangele phandle efasiteleni lengilazi bengicabanga inkonjo encane ngabuyela futhi ngayithatha enye into enjengaleyi cabanga nje ukuthi unkulunkulu kanjani liyakholwa ukuthi unkulunkulu uphakathi kokuphefumulela konke unkulunkulu angabhala ingoma liyakholwa ukuthi unkulunkulu usengomeni ujesu watsho njalo wakhombela emuva kudavida alikwazi ukuthi udavida wathini kumahubo liyazi akwenzanga yini khangela ukubethelwa ngokwakho udavida wakuhlabela kuhubo lezi-22 nkulunkulu wami ungitheleni na wonke amathambo ami ayangikhangela bahlaba izandla zami lenyawo zami liyazi futhi leyo kwakuyingoma amahubo yingoma futhi kulinkonjo khangela nje ukuthi kwagcwalise kanjani ngihlezi lapho umntwana nje umdadlana olephepha elebolekiweyo ngathi ngilesizungu isizungu kangako ngaleyo ekude eningizimu ntshonalanga lapho amathunzi ewela ukujule kakhulu phezu kweziqongo zentaba ngiyabona ikhanka linyenye ndawo yonke elomfasimba oyiphephuli ngizwa ikhanka lihlaba umkhosi phansi lapho ompondo wezinde ezidla khona futhi kwenye indawo phezulu odongeni ngiyezwa isilwane sibubula kulezo ntaba zecatalina ezikude emzileni we-arizona iminyaka engu-40 isiyedlule ngihlezi khona lapho odongeni leso silwane singikhangile ebusweni nkulunkulu kulelizwe phetheya komfula kwenye indawo bangani kuyinje kumele libe khona lapho bona kuloku khuluma okuningi ngakho zonke lezi izinto azisizo nsumansumane nje zikhona ziqotho ngiyathokoza kakhulu ukuba lapha lobu busuku ukuba kanye lalaba abantu engikhangelele ukuhlala khonale nininini labo lapho okungasoze kube khona ukugula kumbe ukufa kumbe ukwehlukana futhi uhambo alusoze lube yilutho kithi leso sikhathi manje ngiyacabanga akulamhlangano ogcweleyo ongelakubalwa ilizwi lokuba lokuncinyane mfowethu nevile ngize nje phezulu lapha ubhili uthe ubufuna ngikhulume bekunjalo lokho na mfowethu nevile mina mhlawumbe ngikuthethe kalula kodwa ngize nje ngithokoza kakhulu ngakho ngakho manje lina elilezi ngoma lezinto libone umfowethu nevile lapho lizakuhlabela futhi-ke libe lakho nje phezulu lapho futhi libe nje le ngxenye yehola lingakaqalisi futhi masingene khona phakathi kwale imibiko ejulileyo sibili futhi sibone esingakubona inkosi ikwenza futhi ngiyethemba nje ngiyakholwa sileqiniso ngisuthisekile ngalokho ngiyakholwa ingqolo iyo impela ikhoba liyawohloka uyazi futhi bona ngingapha isingeniso esincinyane kulokho kusasa ebusuku bona ukuthi ikhoba lisuka njani engqoloyini kodwa ingqoloyi kumele ilale ebusweni bendodana ukuba ivuthwe futhi yikho lokho esingakho lapha mngani hlala ebusweni bendodana kuze kuthi iqembu lethu elincinyane labantu lapha lize livuthwe kangaka kukristu libe yisinkwa etafuleni yakhe yikho engifuna ukuthi likwenze futhi manje singakasondeli elizwini emuva kokulandisa izinkondlo lokunjalo asikhulekeni njalo khona-ke siza kuthatha isifundo jesu othandekayo sisize lobu busuku manje kulawa amazwi amalutshwane lapho silindele kuwe futhi siyakhuleka ukuthi umusa wakho lesihawu kuza kuba lathi nkosi Futhi thambisa inhliziyo zethu, susa wonke amakhoba ameva izihlaba makhondlwane, makuthi ukubalela kwelanga elibusisiweyo likaNkulunkulu kuwele elizwini, Nkosi. Futhi masibe lomhlangano omkhulu kangaka, kuze kungabi lomuntu ongasindiswanga phakathi kwethu. Bonke abantwana baza kuba sembusweni kaNkulunkulu, labo abangelabhaphathizo lukamoya, mabalwamukele Baba. Makuthi zonke imfihlakalo ezinkulu okufanele sibe zazi kulesi sikhathi, Nkosi, zembulwe kithi, futhi sizabona busobala bukaNkulunkulu, ukuze sibekwazi ukuthi siziphathe njani ngokwethu lokwenza, siziqondisa futhi siletha amalunga omzimba wethu ekuphatheni okuqinileyo elizwini, ukuze sibekwazi ukuthi siphile njani kulolu suku lwalamuhla ekubuyeni kwenkosi uJesu. Lapho ngifunda ilizwi lakho lobu busuku, Nkosi, ngingenelisa ngemfundo emfitshane, ngingenelise ukubala amanye amazwi, futhi mhlawumbe ngingaze ngakhuluma amanye ngokufaneleyo. Kodwa Nkosi, Nkulunkulu, wena kuphela ungadonsa indikimba phandle lapho. Nguwe wedwa kuphela ongakwenza, akula ndlela emuntwini ongakwenza, kuhlezi ezandleni zakho, Nkosi, ngakho sinike ubusuku ngabunye, zona izinto ezifihliweyo elizwini lakho, ukuze sibe ngamaKristu angcono futhi siphile, ngesikhathi esiphila kuso, njengemizekeliso yesiKristu. Siyakucela ebizweni leNkosi uJesu. Amen. Manje iningi lenu emaBhayibhelini enu, ngifuna ukuthi livule ebhukwini likaJona. Sihlala sikhuluma kakhulu ngoJona, engohlehlele emuva lakho konke. Ngihlala ngimvikela uJona. Angikholwa ukuthi uJona wayehlehlele emuva. Angikukholwa lokho. Ngiyakholwa nje siyakusebenzisa nje kwesinye isikhathi sithi unguJona. Kodwa nxa sengivele ngakhuluma ngakho ngenye indlela ngokuthi ngakucabanga kanjani uJona, kwenzakalani. Manje ilizwi leNkosi lafika kuJona, indodana ka-Amithayi, lisithi, vuka futhi uye eNinive, lelo dolobho elikhulu, futhi umemeze kakhulu umelene lalo, ngoba bubi babo bubuyile phambi kwami. Kodwa uJona wasukuma ukuze abalekele eThashishi esuka ebusweni beNkosi, wehlela eJopha, futhi wathola umkhumbi usiya eThashishi, wathola umkhumbi oya eThashishi. Ngakho wabhadala imali yawo, wehla kuwo wangena phakathi kwawo, ukuhamba labo eThashishi, ukusuka ebusweni beNkosi. Akusikho yini lokho isiphetho esidanisayo? Umuntu ubaleka esuka ebusweni beNkosi. Futhi leso isifundo sami. Manje okokuqala, sifuna ukucabanga ngalokhu uJona waye isizathu, isiqokoqela sesizathu engikholwa ukuthi wenza into enkulu lapha, kwakuyikuba uJona wayengumJuda, futhi wacela ukuya edolobheni labezizwe ukuya likhalimela, ecabanga ukuthi akasoze amukelwe, ngoba abezizwe babengacabanga kuyini lumJuda alakho ngathi. Kodwa uyabona enye into, kuyasinika into enkulu lapha ukubona ukuthi uNkulunkulu akasuye uNkulunkulu kuphela wamaJuda, kodwa unguNkulunkulu njalo wabezizwe, unguNkulunkulu wabantu bonke. Wakhetha amaJuda nje. AmaJuda ayebizwa ngokuthi abantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo. Babekhethiwe okwembangela ebalulekileyo. Futhi imbangela leyo kwakuyikuba ukubapha umthetho. Futhi babengenelisi ukugcina. Futhi watshengisa nje ngabantu labo ukuthi umthetho wawungeke ugcinwe, lokuthi wayenguNkulunkulu wokulunga. Futhi umthetho wawufuna ukulunga, kodwa kwakungela musa emthethweni ukukhupha umuntu phandle. Akula sijeziso esahlawulwa ngumthetho, kodwa kwathatha umusa ukubhadala leso sijeziso, kumbe lapho umthetho owasibeka khona ngaphansi. Futhi uJona lapha wabizwa njengalokhu, omunye wabaprofethi abancinyane beBhayibhili, ukwehlela kuleli dolobho. Futhi lapha siyathola umzekeliso wethu sonke. Sonke ngamunye wethu sihlezi sibaleka kwenye into, siyabalekela uhlupho, siyabalekela umlando. Thina sonke sikwejwayele ukukwenza lokho, sinjalo, sikwejwayele kakhulu ukubaleka kulokuma sikhangelane lakho. Bona, thina nje siyazithola sibaleka, okwezinye izikhathi siyazifumana sejwayele ukubalekela umsebenzi, kasifuni ukukwenza, kasifuni ukusebenza. Abanye abantu bacabanga nje bangaphila bengasebenzi. Kodwa ngiyacabanga uSolomoni kwakunguye owathi, singathola lapha impendulo ekukhangeleni ubunyonyo. Uyazi ubunyonyo obuncinyane bayangitshela ngalobo bonke ubunyonyo obungasebenzi futhi bubuthelele lobo bunyonyo abudli lobo busika njalo. Ngakho umuntu wonke kumele asebenze. Sile zinto eziningi kangako okumele sizenze, umlando omningi kangako okumele sikhangelane lawo. Wonke umuntu kufanele akhangelane lomlando othile. Lapho usiza ukukhetha umkakho, ukuthatha, kumbe ukhethe indoda yakho, ufanele uthathe umlando. Futhi-ke, kufanele ukhumbule, mhlawumbe uyakha ikhaya, likhaya elihle sibili. Futhi-ke khumbula, njengomfazi ochadileyo, kumele ucabange ngomlando wokukhulisa abantwana. Futhi kumele ucabange ngaleyo miduli emihle ethelelayo izakuba lezincinyane izidindo zeminwe engcwelileyo ndawo zonke phezu kwayo. Khona-ke olomlando wokufundisa abantwana bakho, olomlando wokugqokisa lokondla. Yonke into ngumlando. Futhi kulula kangako lapho imilando ikhangelana lathi ukuyibalekela. Futhi siyafumana ukuthi umtshado ngumlando ngandlela zonke. Loba izikhathi eziningi siyathola lokhu kunzima ukukutsho, kodwa kuliqiniso ukuthi abatshumayeli izikhathi eziningi bayabalekela umlando wokumela ilizwi leqiniso likaNkulunkulu lapho bekhangelana lalo. Bayabalekela lowo mlando lapho iqiniso lelizwi likaNkulunkulu lilethwa ubuso lobuso lathi abantu sijwayele ukubaleka kuze kube sekucineni. Ngisanda nje kuqeda ukukhuluma lo mzukulu wami omncinyane phezulu lapho ungumkatolika futhi ngabhaphathiza lo mfana ebizweni likaJesu Kristu lapha iminyaka emilutshwana edluleyo. Futhi watholana lenye inkazana encinyane futhi waphenduka waba ngumkatolika futhi ngabamba isandla sikanina lapho esifa lapho wathi kini amazwi okucina, nakekela uMelvin futhi ubephupha amaphupho nje. Angeke nje zonke insuku zonke iviki yokucina ubephupha amaphupho wathi ngiyangena ebandleni lakho malume Billy futhi ubumile lapho utshumayela ngangigijima ngiqale ukwenza isivumo ngangivuka. Wathi bebe ngiphambanisekile. Ngathi, Melvin kawudingi ingcazelo yalokho, indawo yakho iphansi lapho okumele ube khona, kunjalo. Bona, kodwa ukukhangelana le milando. Kwezinye izikhathi kuyasihlubula isikhumba ngempela ukukwenza. Njengobaba, ukukhangelana lo mlando ukutshaya umntanakho. Labo abafo abancinyane, awufuni ukukwenza lokho. Kodwa njengobaba kumbe umama, kumele ukhangelane lo mlando wokukhulisa lo mntwana. Ngoba iBhayibheli lathi, yeka uswazi futhi uzawona indodana yakho. Futhi lokho kulokhu kusima kuhle emehlweni abantu bonke bezengqondo abakhona emhlabeni. Lokhu kusasekhona kuliqiniso likaNkulunkulu. Ngabe kulokuningi kwalokho kusenziwa, sasingasoze sibe lobuhle ngandlebe obuningi kangako lezinto lokubola esilakho emhlabeni lamuhla. Kodwa umlayo omdala wegolide wekhaya waphuliwe isikhathi eside esedluleyo futhi bavumela abantwana benze loba yini abakufunayo. Kodwa ngitsho njengoba ngitshilo, abatshumayeli bayakhangelana buso lobuso leqiniso futhi basukekile. Bona, bale nje kukhangeleka njengokuthi kulenye into leyo abangafuni ukukhangelana layo. Izikhathi eziningi ngibe labantu abezayo bathi ngiyazi kunjalo mfowethu Branham, kodwa nxa ngingenza lokho bangangikhathelela phandle kwebandla. Kulani lakho? Nxa ungakwenzi baza kukhathelela phandle phezulu ngalo. Ngakho kufanele ukhathelwe phandle kwenye indawo. Bona, ngakho kumele ukhangelane lakho kuloku kubalekela futhi uthi awu, ngiza kuya ngaphezulu lapha, angiyikubuyela. Buyela sibili, lalela kokuningi kwakho. Hlolani imibhalo. UJesu wathi hlolani imibhalo ngoba kuyo licabanga ukuthi linempilo elaphakade futhi yona yiyo efakaza ngami. Kodwa siyafumana ukuthi abantu abasoze bakhangelane lalokho. Silethwa ebusweni bukaNkulunkulu futhi sibone lapho uNkulunkulu enza khona isithembiso futhi uNkulunkulu ubotshelwe kuleso sithembiso futhi lapho esenza leso sithembiso sigcwaliseke. Khona-ke abantu bayesaba ukukhangelana lomlando walumbiko wehola. Siyakufumana lokho ndawo zonke. Kanjani ngani maLutherani? Mangaki amaLutherani ayesesaba ukwenza? Abantu ababesesaba ukukhangelana leqiniso likaLutha lapho esiza ngokulungisiswa. Khangela lokho okwakuthathelayo. Mhlawumbe impilo yakho uqobo. Ukuphuma phandle futhi uvume uJesu Kristu futhi ube ngumLutherani. Khangelani lina maMethodist ukuthi lalivame ukuba njani. Lonke lalibizwa ngokuthi ngabagiqiki abangcwele. Ithemba lalikwazi lokho futhi babengena ngaphansi komoya futhi badlukuze emuva laphambili. Futhi bathi babe lamadlukuza. Amametho lokho hathi lawo akusiwa amaPentekosti, lawo kwakungamamethodist iminyaka eminingi edluleyo. Futhi badlukuza futhi banyikinyeka futhi bawela ngaphansi kwamandla kaNkulunkulu futhi bathela amanzi ebusweni babo futhi babaphephetha ngamafeni becabanga ukuthi baqalekile. Futhi manje libalwa njengequku labagiqiki abangcwele, kodwa lalile onyoko laboyihlo. Kwakumele bakwamukele bakhangelane leqiniso lamaqiniso kumbe bakulandule. Lina ke maPentecosti elamukela ukubuyiselwa kwezipho lapho ubhaphathizo lukaMoya oNgcwele luphuma ngokukhuluma ngendimi futhi izipho zikaMoya ziphenduka ebandleni. Ngani amaMethodisti ayifuna ukulikhathelela phandle futhi bakwenza kodwa lalimele likhangelane lakho yinto elalifanele liyenze ukuthiwani ngodaba lapho liphuma mayelana ngobhaphathizo elizweni likaJesu Kristu futhi lakubona ukuthi kwakuliqiniso kumele ukhangelane lakho kumbe wenze enye into ngakho ulomlandu wonke umuntu wonke ulawo futhi kumele likhangelane lezinto lezi kulungile. Futhi lapho libonake kulolu suku manje lapho ilizwi likaNkulunkulu lenzele izithembiso zezinto esizibonayo zisenzakala manje khona ke silomlando wokukhangelana lakho kumbe usuke kikho kumele awungeke nje uhlale phakathi laphakathi kumele wenze enye into ngakho wathi enye ingubo kufanele yenziwe awungeke ungene kulowo mnyango webandla futhi uphume phandle ungumuntu ofanayo lalapho ungena ungaba ukude lakho kumbe uduze loNkulunkulu sonke isikhathi ungena phakathi kumbe uphuma phandle lapho. Oh, kulula kangakanani ebantwini ukubalekela lezi zinto. Futhi ngifuna ukuthi sicabange ngalezi lapho siqala inkonzweni ezisohlelweni kusasa ebusuku. Ukuthi ngifuna ukuthi linanzelele lapho enye into ekhangelwana layo. Ngakulombuzo ngakho kumele kube lempendulo. Sithi njengokuthi ngathi bengisiya eNtshonalanga futhi wena wangikhomba ngalindlela. Ah, into yokuqala uyazi ngangihamba ngedlule intoso yami. Futhi ngikakhulu ninyakatho eNtshonalanga. Ah, aluba umnye womuntu uya ngikhomba phansi ngalindlela futhi ngihambe ngaliyana indlela ngiza kwedlula intoso yami njalo. Yeyini ngizimu eNtshonalanga. Ah, ingeke kuphela kulombuzo. Yiphi indlela eNtshonalanga kumele kube lempendulo eqondileyo kwenye indawo. Futhi lapho limbuzo ekhangelana lathi ngamaqiniso eBhayibheli kumele kube lempendulo eqondileyo kwenye indawo. Akunjalo kumele kube lapho. Futhi lapho sibona enye into enikeziwe ngiyacabanga kulokubaleka nje uthi ah umbhedo ngingeke ngikholwe into enjengaleyo ngangingeke ngikukholwe lokho kungani ungathatha iBhayibheli futhi uhlale phansi futhi ukhangelane lalo litadishe ulapha emhlanganweni manje likhangele nje ulihlole sibi sakho ngelizwi hlola ilizwi ngelizwi yoyindlela kuphela yokukwenza ukukhuluma iqiniso futhi kumele likhulume iqiniso kusuka kuGenesis kusiya kusambulo. UKristu yisambulo seBhayibheli lonke. Kuye uKristu konke okugcwala ukugcwaliseka kweziprofethi zonke zeBhayibheli kuyagcwaliseka kungelasimiso kuKristu Jesu ngoba wayenguNkulunkulu ebonakalisiwe enyameni. Manje lapho sithola lezi izinto loba kunjalo lapho sikhangelana futhi size emhlanganweni futhi sibone amandla kaNkulunkulu ehamba lokwenza izinto futhi esenza imisebenzi kaMoya futhi sikubone kusenziwa futhi sikhangele eBhayibhelini futhi sibone ukuthi kuthenjisiwe okwaleli hola khona ke lapho sibona lezo zinto khona ke sikhangelana lomlando wokuwamukela bengisitsho ngokwethu. Manje abantu abaningi bayazwela abantu abaningi bathi kuqondile kodwa lokho akukwenzi lokho eyo akusiyonto olomlando ngayo njengoba ngithilo aluba kule ngangilijaha futhi ngidinga umfazi ukuba ngichade futhi lapha kwema inkazana eyayigcwalisa ukukhangelela konke ngicabanga ukuthi kuthatha khona kwenza umfazi ngani ngokuziphatha wayeindlovukazi futhi ethandeka lobuntu obuhle umkristu oqotho yonke into engingacabanga ngayo ukwenza umkami olungileyo kungelandaba lokuthi ngithi uphelele okunganani uqondile sibili akasuye wami ngize ngimamukele lo mlandu wakhe wokuba ngumkami. Yiyo into efanayo umbiko oyikho ungathi kulungile kumbe lokho kumbe okunye futhi uthi ngiyazwelana lakho ngiyakholwa ukuthi kuliqiniso kodwa kumele ukwamukele futhi kufanele kube ingxenye yakho lawe uyingxenye yakho ule khona ke ngokwakho lapho uchada nomfazi othile omkhethileyo limunye ke futhi yiyo indlela oyiyo lo Kristu lapho umbona ebonakalisiwe futhi wenziwa waqiniseka khona ke uyingxenye yakhe futhi uyingxenye yakho futhi ndawonye liyingxenye yombiko. Oh, sile mikhumbi emingaki yenhlanganiso yamasonto eyehlayo isiya eThashishi eyabo Jona balezi insuku amakhulu angu-900 babo enye into imikhumbi ethatha indlela elula bengafuni ukukhangelana lakho. UJona wayengafuni ukukhangelana lakho into yokuhamba kwabezizwe wayengafuni ukuthatha lo mbiko olesihluku khonale phakathi kwensuku ezingu-40 lizabhubha nxa lingaphenduki. Wazonda ukwenza lokho futhi wacabanga labo bezizwe kunzima ukubona lokho ababeza kwenza kini kodwa wayemele akhangelane lakho bona kodwa wathatha umkhumbi olula futhi wehla waya eThashishi wehla phansi emsamo womkhumbi futhi wayalala wathatha indlela elula. Yindlela edumileyo labantu
Kulula ukuthatha indlela lapho wonke umuntu engakumbambatha emntane futhi athi umfo olungileyo futhi lo ngusibani bani futhi othile umhlaba uza kukhangela kulula ukuhamba ngendlela edumileyo kodwa lapho ufanele wenze enye into eyahlukileyo lapho umele ume ngokuqiniseka kwakho ngalokho okwaziyo ukuba liqiniso lapho yikho okule ngxenye enzima yikho lapho okukhuhla okuza khona lapho Oh, njengoba sihlala sihlabela leyo ngoma endala, kulula kanjani lapho udabula ulwandle lokumcoba balo, ukuthemba emandleni engalo kaJehova enkulu. Kodwa oh, makuthi amagagasi aqalise ukudutshuza, yeka umoya uvunguze futhi uchaye amagagasi. Kona ke kuyini okwenzayo? Enye into enjengaleyo engayitshelwa ngesinye isikhathi ukuthi ikhosikazi lathi, emuva ngezinsuku zebhizali nqola kwathiwa ukuthi ibhizali abaleka layo, evela ebandleni, wathi kuyini ongakwenza? Lathi ngathemba inkosi kwaze kwaqamuka amatomo. Awu, yizo isikhathi sokuthemba inkosi ngemva kokuba yonke, emva kokuba amatomo eseqamukile, uthembele ematomini aze aqamuke. Yebo. Futhi-ke, siyafumana ukuthi silendlela eziningi ezilula zokuhamba. Imikhumbi isehla isiya eTashishi ngoba kulula okungabi le milando. Kuyageleza phakathi nje, ulento yonke isiza, umuntu wonke uyakuthanda, futhi wonke umuntu uyi, akula muntu ophikisana lawe, awuphikisani lo muntu. Manje nxa lokho kungayisiso isichibi sokugeza imigano. Kunjalo, yebo. Ucela ngale, wela ngale. Ngani, loba ngubani, angilandaba ukuthi ngubani, lalokho okumelayo. Ngempela, abantu abacabanga okulungileyo bazacabanga kakhulu ngawe, nxa umela ukuqiniseka kwakho, ngalokho okuqondileyo, kunjalo. Ungabi le ndaba ungathatha umfazi angabe engamuhle kangako futhi loba yini ayikho kodwa uyeke lo mfazi amele izimiso zesifazana yeka ame njengekhosikazi futhi nxa indoda elobumbijana bokuba indoda ngaye uza kumela ngempela siyathakazelela into leyo omunye umuntu walayo ukuthi bayakholwa ukuthi kuliqiniso futhi bazamela lokho abacabanga ukuthi kuqondile balitepetepe kanjani yikho amakristu amaningi kangako lamuhla bathanjisiwe kakhulu lakho konke baze bacabange konke abakwenzayo ukujoyina ibandla bangene kwenye indawo babeke ibizo labo ebhukwini kumbe benze enye into encinyane ukweqa phezulu laphansi ukumemeza kumbe enye into enjengalokho futhi ukubiza isikristu ngezansuku zonke impilo emangelengele uphilela unkulunkulu kulobu buso bomhlaba yekuvutha okuqhubekayo komlilo lothando lukaNkulunkulu enhlizweni okukulumathisayo kukubeke phandlele labantu futhi uphendukisa abantu kuKristu imilando kodwa kulula ukuhamba ngendlela umhlaba ohamba ngayo kulula ukugeleza usehla phansi esifuleni hamba phandle lapho futhi uhlale phansi emfuleni kanye lesikepe sakho uyathatha izigwedo zakho oqale ukuphambana lokugeleza kwamanzi awufiki indawo kangako futhi kuba nzima kodwa yeka kanye nje izigwedo futhi bona ukuba wedlula izihlahla ngokuphangisa kunganani usehla phansi kodwa khangela lapho oya khona lapho izinto zindenda kalula khumbula uhamba uqonde impophoma enkulu phansi lapho ethile uhamba uqonde impophoma futhi akuyikuthatha isikhathi eside uzakube ukhilikithela kule mpophoma undenda nje lo mhlaba kalula indlela ohamba ngayo awufuni lokho hathi mnumzane kodwa kumele yamukela umlandu wakho manje liyakukholwa futhi licabanga ukuthi kuliqiniso futhi umlandu uNkulunkulu asinike wona kulolu suku ukuletha lumbiko futhi lapho ngisiba mdala futhi ngiyazi insuku zami ziyaqinqeka ngizwa umlando omkhulu ukwedlula engake ngawuzwa ngiqhubeka ngisiya phambili kumele sikwenze kumele sijule kukho konke lapho esiya khona futhi sikhulume umbiko futhi sitshele abantu ukuthi uJesu Kristu uyeza ukuthi unguNkulunkulu futhi uyeza masinyane akula ithemba eliseleyo emhlabeni kodwa ukubuya kwenkosi ngikhangele ngemuva lapho kwabanye abangane ababelami phezulu lapho ingilosi yenkosi labo abafana abajezi lapha ngiyakholwa bafumana indawo lapho okwenzakala khona phezulu le futhi khumbula nje lokho inkosi eyakutshoyo ngalolo suku kumfowethu uHudu wayehamba phezulu oqaqeni futhi wayengani uyakhala ngenxa yomkakhe egula futhi inkosi yathi dobha lelo dwala uliphosele phezulu emoyeni futhi uthi itsho kanje inkosi futhi ngakwenza lokho futhi umfowethu uHudu uhlezi njengofakazi futhi ngathi umfowethu uHudu akuyikuba kude uze ubone enye into isenzakala futhi usuku olulandelayo simile lapho sonke ndawonye futhi iqhuku lendoda limile khona lapha lobo busuku umtshumayeli osaselijaha wayelapho futhi waye ngananzelela ngahlangana laye nje ubusuku bakuthani wayesenkambeni yethu weza ukuba lathi futhi wathi kimi wathi mfowethu Branham uyabona yini imibono phandle njengalokhu ngathi yebo mnumzana kodwa ngiza phandle lapha ukukubalekela ukungathi ngiyaphumula kancinyane wathi awu ngathi ngingi ngoba uyangitshengisa izinto phandle lapha futhi ngathi phethe yakho qaqa lapho ingilosi eziyizikhombisa ezabonakala khona phansi phakathi lapho wathi yebo ngiyazwisisa wathi ngangingomunye wabasekeli emhlanganweni wakho eCalifornia ngathi awu ngiyathokoza sibili ukuba kwazi lokho futhi ngisamile lapho khona ke nje ngathalaza ngabona sengathi ngudokotela ozimukileyo ekhangela emehlweni akhe futhi ngamuzwa esithi uzalahlekelwa yilelo lihlo ngoba kulesifo phakathi lapho futhi ngilelaphile okweminyaka emibili futhi uzalahlekelwa yilelo lihlo ngathi isizathu ongibuzile lokho ngoba udokotela wakho wakutshela ngolunye usuku uzakulahlekelwa yilelo lihlo futhi wathi kunjalo futhi wakhangela ngalapho njengalokho futhi ngabona unina ekhumula elinye lamasokisi akhe futhi wakhupha onyawo lwakhe lamathumba amancane ale ngaphansi phakathi kwamazwane akhe phezulu laphansi onyaweni lwakhe futhi wathi ngawubona umfoti Branham umtshele ukuthi akhulekele lokhu ngathi umama wakho umnike ukhuphe unyawo lwakhe kanje futhi wathi wayele ulamathumba amancinyane endawo yonke amazwane akhe futhi kanjalo futhi wathi yenza umfoti Branham akhuleke wathi umfoti Branham lelo liqiniso ngakhangela emuva lapho ngikwenza ngambona emile lapho engikhangele njengalokho amehlo akhe ekhanya bha ngahlangana laye kuleli kwindla wayelamehlo angcono okwedlula loba ngubani enkambeni inkosi yamsilisa futhi yamenza waphila lapho ngisemile lapho inkosi yathi wangitshengisa lokho okwakuzakwenzakala okwahlulela kulungiselela ukutshaya ukhumbi lwentshonalanga futhi wathi hamba nganeno lapho ohlangothini lwaleyo ndawo yomlilo futhi ngaba lefosholo esandleni sami ngahamba khonale futhi umfoti Ray Robertson sonke siyamazi lapha akakho lapha lobu busuku ngokwazi kwami use-Arizona phandle lapho ungumgcinisihlalo wabaphathi lapha futhi ngaba mazi ngokuba liqhawe futhi enye into yayiza kwenzakala ubuhle sibili bokusa okuthuleyo phose ngo-10 intaya ekuseni abafana yonke indawo lapho abangu-10 kumbe 12 bethu besetshisa amathente futhi behlinza ingulube lezinto ngakho thina ngahambahamba ngathi Roy chacha ngokuphangisa enye into ilungiselela ukwenzakala ngeke ngimtshele futhi kodwa nje isikhathi ngifika khona lapho futhi kusetha kuvela emazulwini kweza isivunguzane sikaNkulunkulu futhi saduma sengathi sanyikinya amaqaqa sigijima phakathi kwaleyo ntaba saquma umdlila khona wayizungeza phose amafidi angu-5 ngaphezu kwekhanda lami futhi saquma zonke izihloko zalezo zihlahla lapho amadwala ephuma sahamba phezulu emoyeni futhi sehla phansi njalo silolunye ubhabhathizo olukhulu futhi sachaya phezu kwentaba futhi saphosela amadwala phandle njengalokho sakwenza kathathu futhi ke saya phezulu emoyeni futhi umfowethu Banks wabuya kimi wathi yikho lokho okukhulumileyo izolo ngathi yebo mnumzana yikho kanye ubona futhi ke insuku ezimbili emva kwalokho i-Alaska yatshona phose phezulu lapho futhi phezulu laphansi lolokhumbi lwentshonalanga bekuyimidumo lokufuqa lakho konke kusenzakala futhi olunye lwalezi nsuku izatshelela phansi kolwandle kunjalo kuyini siphila eholeni lokubuya kwenkosi sibona inkoloze lezi zinto ziphakama futhi lazo zonke lezi izinto ezehlukeneyo siyakwazi kumele kube lempendulo yeqiniso kulokhu kulabantu phandle lapha elizweni manje bengena ezimbalwini lezinto futhi kwesi 16 kambimbitho lakubala ephepheni inkosi iyeza liyazi lokho akunjalo ujesu wathi akula muntu owaziyo umzuzu kumbe ihola lapho sibona zonke lezi zinto zisenzakala ngendlela ezingayo futhi kumele kube lempendulo yeqiniso kwenye indawo kumele kube leqiniso kule yodwa empumalanga le yodwa entshonalanga kodwa kule yodwa eningizimu ntshonalanga lenyakatho ntshonalanga kumbe enye into kodwa kumele kube lempendulo yeqiniso kwenye indawo ohlutshweni kubalekele lokhu na kumele sitshele abantu ukuthi siphila emaholeni okubuya kwendodana kankulunkulu sifuna ukukhangela futhi nkulunkulu sibe semutsheni isikhathi sonke silungele ukupha umuntu impendulo eqondileyo ukuhlezi kungaleyo ndlela kube semuntwini ubalekile futhi wasuka kunkulunkulu kusukela ku-Adamu esivandeni se-Edeni lapho u-Adamu esesivandeni sase-Edeni lapho esiza emlandwini ukwenza ukhetho lwakhe wayezahlala lo nkulunkulu kumbe ahambe lo mkakhe wayemele enze lokho umlandu wawukuye wayefanele athathe lokho umkakhe akutshoyo kumbe lokho unkulunkulu akutshoyo futhi lapho ekhetha ukuhamba indlela yomkakhe futhi lapho ekwenza lokho khona-ke walahlekelwa isimo sakhe sekuqaleni futhi waletha wonke umhlaba ngaphansi kokufa lapho wayemele athathe umlandu kumbe loba amukele ukukhanya okutsha lokho umkakhe ayekutholile okwakuphambene oh nkulunkulu cabanga ngakho unkulunkulu wabanika kuphela amazwi angaba ngu-8 kumbe 10 ukuwagqina kodwa kuleso sihlahla awusoze udle yikho kuphela ababemele bakugcine futhi loba belokungako kwelizwi balephula khona-ke u-Adamu kwakufanele akhangelane lakho ngingenza njengomkami othe ngikwenze kumbe ngenze lokho unkulunkulu athe ngikwenze futhi waphuma elamehlo akhe evulekile wenza kokuthatha umlandu lokho kwaphosela usendo lonke lwabantu ekufeni khona-ke kwasekusiza lo omunye u-Adamu owayengukristu ngitsho lo yedwa onjengaye omunye womuntu ukuthi wayengayisuya unkulunkulu ukwahluka kwakhe kwaphakaza ukuthi wayengunkulunkulu kwakungela sidalwa esaphila njengaye wayephila emhlabeni wobusibi sakhe wazalwa ngaphandle kwesigaba semvelo somuntu oyisoni haleluya wayengumdalisibi sakhe enziwe inyama ngubani owayengama lapho ayeme khona ngubani owake wakhuluma njengaye ngubani owayengatsho izinto azitshoyo ngubani owayengenza izinto azenzayo ukwathuka kwakhe kwafakaza ukuthi wayenguNkulunkulu. Wakungela mprofethi kumbe olunye ulutho olwalungenza lokho akwenzayo. Wayengabiza abafileyo baphume engcwabeni, futhi owayengamisa izibhakabhaka futhi enze loba yini ayefuna ukuyenza. WayenguNkulunkulu. Ngubani owayengama endaweni yakhe? Ngubani? Wayengaba yini kodwa lo opheleleyo? UNkulunkulu ongafiyo. Wenziwa waba yinyama futhi wahlala phakathi kwethu. Akula lutho olwake lwaqathaniswa layo. Wayephila emhlabeni wobusibi sakhe. Akula muntu owake wakhuluma njengaye. Lapho evula umlomo wakhe nje, kwakulenye into ngakho eyayahlukile kuloba ngubani. Omunye umuntu wathi yena wayengumuntu kazana nje. Ngiyakweyisa lokho. WayenguNkulunkulu. Yikho lokhu ayeyikho. Ngoba akula muntu owake wakhuluma njengaye. Akula muntu owayengakhuluma njengaye. Ngoba wayeyilizwi eliphilayo sibisalo lenziwa laba yinyama. Ukubonakaliswa kokugcwala kukaNkulunkulu. Ngizavuma labo abaprofethi babelombiko wabo, babelawo leso sikhathi, balawo manje. Kodwa kwakulokugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba kubonakalisiwe lapho. Waye engowahlukileyo, futhi wayenguye owayemele akhangelane lodaba kanye lamandla akhe wonke amakhulu ayelawo, ukuthi wayengaba yinkosi yomhlaba ngempela. Uzakuba njalo, futhi yena kwabangcwele bakhe uyiyo khathesi. Wema lapho indoda bani yayingaba ngumnyama, wayengela ndawo yokubeka ikhanda lakhe. Wayesazila lapho inhlanzi eyayiginya indibilithi. Ngubani? Nguphi umuntu owayengathatha lawo magogoko amakhulu amanzi futhi awaphendule abe liwayini, futhi angabila ndawo yokulalisa ikhanda lakhe? Wayemele akhangelane le milandu eyayiphiwe ezandleni zakhe. Ngumuntu bani owayengavusa umuntu engcwabeni emva kokuba esefile inkukhu ezine futhi esebolile? Wayengasoze asisindise na sibili? Wayengakwenza, kodwa nxa wakwenza wayengasoze asisindise. Wakufanele akhangelane le milandu, futhi ngenxa yokulalela kwakhe elizwini lapho ukungalaleli kuka-Adamu, futhi wayethethe indlela yokuphumela, indlela yokwehla usiya eThashishi. Kodwa uJesu wathatha indlela eyayininive kwabezizwe ukuzithathela umlobokazi. Ngiyathokoza ukuthi wakwenza lobu busuku. Kumele sikhangelane lamaqiniso okuthi singabakhe, sisuse umhlaba. Amen. Wonke umuntu wenza okukhangelana lalokho olomlando phambi kukaNkulunkulu. Asithatheni nje okwesibonelo, uNoah wayelayo, uNoah, uMose, u-Elijah, futhi bonke abesikhathi sonke babemele bakhangelane lomlando, futhi kwakufanele bakwenze. Kodwa yiso isizathu bathunywa kulo ihola. Khangela uNoah esikhathini sakhe sesayensi ukuthi kwakufanele akhangelane kanjani lento eyayingahambelani lesayensi. Ngani? Kwakungela isizathu kungani kungeke kube kungehambelani lesayensi? Bona, kwakungahambelani lesayensi bengisitsho. Ngani? Bathi lizawuna livela ezibhakabhakeni. Babengakaze babe lezulu elivela ezibhakabhakeni. Manje kwakumele akhangelane lakho. UNkulunkulu wathi lizakuna. Futhi ke khona ke ukholo olungelamsebenzi lufile. Nga usithi ngiyakukholwa futhi ungenzi umsebenzi, njengombiko nje. Nga usithi ngiyakukholwa ungenzi umsebenzi, kuncedani? Bona, uNoah waya kuyasebenza ngesando sakhe futhi wakha umkhumbi ukuqinisa lokho ayekhuluma ngakho. Yikho okumele sikwenze lathi. Kumele sihambe kuyasebenza ukufakaza ukholo lwethu ngemisebenzi yethu. Imisebenzi yethu ifakaza ukholo lwethu. UMose wayemele akwenze, futhi u-Elija wayemele akwenze. Wonke umprofethi esikhathini sakhe wayemele asukume futhi akhangelane lale imilando. Kodwa abaningi babo abenzanga njengoJona, wabaleka, abazange. Nanzelela, likhalimele, o minabo. Nanko lapho, yiso isifundo. Likhalimele, nanso ingxenye yokuhlolwa. Yana lapho nje, futhi utshele labo bafo uthi ngize uzojoyina nalani madoda. Liyazi ngiyakholwa ngizalitshela lokho engizakwenza. Ile nto encinyane nje lapha. Ngiyakholwa ngingakwenza ukusilethe sonke ndawonye futhi senze lokho kumbe okunye. Kodwa kwakuyikukhalimele. Lapho umele ukhalimele enye into. Manje kwakumele akhalimele konke lokho okwakuphansi lapho. Akhalimele idolobho, akhalimele umsebenzi wabo, akhalimele ibandla labo, akhalimele abaprofeti babo, akhalimele abachumayeli babo, akhalimele abapristi babo. Likhalimele yonke into. Likhalimele. UNoah wakhalimela isikhathi sakhe, sibili wakwenza emelana lamabandla esikhathi sakhe. UMose ngeqiniso wakhalimela isikhathi sakhe, abantu, abapristi lokunjalo. Wakhalima indlela yonke enkangala, inhlangana ndlela yonke, wakhalima, waqhubeka ekhalima ebantwini. U-Elija wayengadumanga ngensuku zakhe, ngoba wasikhalimela leso sikhathi. Ngempela wayenjalo. UJohane umbhaphathizi wayengadumanga kangako esikhathini sakhe. Wakhalimela isikhathi sakhe. Wathi enkosini iziphathamandla zelizwe. Wathatha umkamfowabo. Wayemele wachumayele ngomtshado lokwahlukana ngokunye ukusa. Ngakho wakukhalimela. Wathi akukho emthethweni ukuthi umthathe. wamthathela ikhanda lakhe ukuba liqunywe ngokuya kwesikhathi, kodwa wakhalima futhi wema endaweni yakhe yomsebenzi. Akazange athathe umkhumbi oya eThashishi futhi wathi, awu, ngizavumelana lawe Herodi, kulungile, ingxa yokucabanga ukuthi ungumfazi omuhle ukwenza umfazi omuhle qhubekela phambili. O, isihawu, zona izichibi zemiganu. Yabona, yebo, yonke into nje encinyane. Ngani, akusilutho kodwa ukuhlanza imiganu engcolileyo ngazo. Kodwa nanzelela, uJohane wayengayisiyo leyo ndlela, wakhanyelana lakho, wathi akukho emthethweni ukuthi umthathe, yebo mnumzane, futhi wema emelana lakho. Abazange babaleke, uJohane kazange, bama futhi bakhangelana lamaqiniso. UMose wazama ukubaleka ngesinye isikhathi njengoJona, kodwa uNkulunkulu wamphendukisa. Abaningi babo bazama ukusuka kukho, babeqala... Kodwa khangela, nxa uNkulunkulu ekubizile futhi uleqiniso ukuthi uNkulunkulu usembikweni, akulanto eza kubuyisela emuva. Akuzange kumphendukise uJona. Hhayi mnumzana. U-Amosi wakudala wakhalima wathi, isilwane sibhongile, ngubani ongayekela ukwesaba? Futhi uNkulunkulu usekhulumile, ngubani ongasoze waprofetha? Ngubani ongasoze waprofetha? Lapho ubona uNkulunkulu ekhuluma futhi wathi, into ethile eza kwenzakala, futhi nanso ilapho. Isilwane singabhonga, wonke umuntu uyesaba. Yebo mnumzana, nxa wake wezwa isisodwa sibhonga eguswini, ungezwa lezi zikhala njengomango emakhejini lawa lapho lezo zilwane ezithanjisiweyo. Kodwa kumele uzwe okuqotho, ukubhonga kweganga ngesinye isikhathi. Amadola amancinyane azakuwa oqaqeni amayadi angu-500 kude. Ngifuna ukubona lapho konke lokho kubhonga okuphuma khona kulawo maphaphu, futhi uyaphosela ikhanda lakhe phansi, aphosele lobo boya phezulu. Angikaze ngizwe lutho, njengebhomba lidubuka. Lapho sibhonga, lokho kubhonga okukhulu emaphathini aso. Ngubani ongayekela ukwesaba na? Bathi nxa ungabulawa isilwane akubuhlungu, siyakwethusa ofe singakafiki kuwe. Bona, awukunanzeleli. Siyakwethusa ngalokho kubhonga okwesabisayo, futhi nansi siphezu kwakho ngomzuzwana. Wathi, isilwane sibhongile, ngubani ongayekela ukwesaba? Futhi uNkulunkulu ukhulumile. Ubani ongasoze waprofethi? Nxa ubona uNkulunkulu esenza ulutho uthi, ngingekela ukuba ngumprofethi. UJona wathi, ngingekela ukuba ngumprofethi kumbe indodana yomprofethi, kodwa uNkulunkulu ukhulumile, ngubani ongasoze waprofetha? Ngingekela ukuba ngumprofethi, ngingabe ngingayisikho lokhu lokho kumbe okunye. Lapho ngibona uNkulunkulu esenza loba yini, futhi ngikubone lapha elizwini, futhi wakuthembisa, ngubani ongabamba ukuthula kwabo? Sibili, ukwenzile. Futhi singeke sicatshe ngemuva kwezivumankolo lakho konke lokhu lapha ubudlelwano, futhi sisehla phansi eThashishi. Asifuni ukuhamba lalobo ubudlelwano. Kodwa abaningi, njengo-Adamu, benza into efanayo, bazama ukwenza isibambiso ngendlela ethile, bazame ukuthola indlela yokuphuma ngayo, futhi benze isibambiso ukuhlangana loNkulunkulu emuva kokwazi okubi, bakhangelana leqiniso. Wahamba lonke futhi wenza khona kanye lokho uNkulunkulu amtshela khona ukuthi angakwenzi, waqhubeka esiya phambili futhi wakwenza kungenani. Futhi-ke wazifumana esenqunu, umfazi lendoda bobabili ezivandeni zase Edeni. Amehlo abo avuleka, bakwazi lokho okwakuqondile lokubi khona-ke. Futhi-ke wazama ukufumana isibambiso kungathi uyazivala ngakho. Manje iyo nje phose indlela esenza ngayo lamuhla, izaba uthi, awu, ngiyakutshela nxa kulapha kumbe nxa lokhu kumbe nxa lokho nje. Bona, kodwa kumele ukhangelane lakho, kungaba kuqondile kumbe kungalunganga. Futhi nxa kuqondile, asihlaleni ngakho. Nxa kukulisuka kukho, yikho kuphela. Thola ini, fumana lokho okuqondileyo. Awufuni ukuba ube usalinda njalo, kasifumaneni manje lokho okuliqiniso lalokho okulungileyo, futhi sihlale lakho. Siyakwazi ukuthi kuliqiniso. Manje siyafumana lamhla ukuthi abantu bethu kukhangeleka njengokuthi ukuqiniseka konke sokuphumile emabandleni. Sihlala endlini lapho ekadadewethu oligugu obuya kuleli bandla, mhlawumbe angabe ehlezi lapha lobu busuku. Futhi uyayiqhathisa kwabakhe ebantwini, futhi ube lenhliziyo enhle kakhulu nje kithi ngaleyo ndawo, mayelana ngokusivumela sibe laleyo ndawo. Futhi-ke ngingabiza ibizo lakhe, kodwa angabe engafuni ukuthi ngikwenze. Futhi ube lenhliziyo enhle kakhulu kithi, awu, ngeqiniso singeke sifune ukumembula. Kodwa ube ngumfazi othandekayo kakhulu kakhulu sibili. Futhi endlini kwakule television ngale kwelinye icele, sathola encinyane indlu ekwana imuli ezimbili. Ngile muli enkulu njalo lexuku labantwana abancinyane, futhi liyazi, futhi kumele babe lemibheda njalo eminingi yawo, futhi yonke into yabutheleka phezulu, futhi kumele ungene kulokhu futhi lokho, ukungena phakathi lokuphuma phandle. Futhi-ke khona lapho babe lethelevishini, futhi kuleyo ithelevishini laba abantwana benza okokukhangela ngesonto ekuseni olunye uhlobo lokuhlabela izingoma eziphuma kilo. Futhi uyazi, kungaphosa kukwenze ube lenhloni nxa kwakungela sikristu esiqotho kwenye indawo ukuthi ungabeka izandla zakho phezu kwaso ukubona lokho okubizwa ngokuthi isikristu. Ngani kukhangeleka sengathi ukuqiniseka konke kuphumile kukho? Ngani bona abangeke abakhangeleke be? Ngani uyasabeka nje indlela abama ngayo lapho, futhi bakhokhe izibhakela zabo, futhi balwisane phezulu lapho, futhi bazame ukuhlabela amahubo lakho konke kanjalo, futhi bakhulume insomo ezingeke zakhulunywala kancane ngabasebenza emikhunjini, futhi batsho zonke inhlobo zezinto, futhi badlale njalo baqhubeke. Liyazi ubungcwele besikristu bukhangeleka sebulahlekelwa indawo yabo. Umanje ngiyahamba ebandleni futhi ngibone umalusi esiya phezulu lapho futhi amemezele ukuthi kuza kuba khona umdlalo wokubhukutsha. Bonke abafazi laba begqoke izembatho zokubhukutsha, bonke bayaphumela phandle lapho. Baza kuba lokuncintisana abafazi laba bebhukutsha, futhi baza kuba le party yokunye okuthile, futhi baza kukhanzinga inkukhu eziningi, futhi badlale imibhejo lezinto zonke lezi kanjalo. Kimi lokho kususa ukuqiniseka ukuqotho kwesiKristu, ukuphonga ukuphunyuka nje laloba yini. Ngibone ukusiza phezulu lapha, siyathola abaningi babodadewethu begqoke okabhudula phezulu lapha kuleli ilizwe eliqandayo, kulokubafumana phandle lapho kulelo lizwe elitshisayo. Bona kuliqiniso, phandle lapho okutshisa khona sibili akula abaningi babo kangaka abawagqokayo, kodwa lapha lapho okuqanda khona bayakwenza. Bona kabananzeleli ukuthi ngudeveli okwenzayo lokho. Bona manje nxa kwakuyikuhlaliseka, nxa kwakuyikuzisiza, kwakuzabe kwahlukile. Kuyindoda ngicabanga kukhangeleka kugulisa endodeni, kodwa awu awulandaba endodeni. Kodwa ikhosikazi, umzimba wakhe uyahlonipheka futhi kumele awugcine ngaleyo ndlela. Futhi ukubona okudala, ungabona abantu lamuhla kule mimoya emibili, futhi omunye wayo ngumoya ongcwele, omunye ngumoya ongangcwele, futhi omunye ubuswa yilokho, futhi yomibili ingeyenkolo. Manje yebo, yiyo ingxenye engazwisisekiyo, yonke ingeyenkolo. Futhi njengalokho nje u-Isawu lo-Jakobe ababeyikho, bonke bengabenkolo. Njengalokho u-Kayini lo-Abheli ababeyikho, bobabili bengabenkolo. Njengo-Judasi lo-Jesu ababeyikho, bobabili inkolo, bobabili abenkolo. Futhi siyakubona lamuhla, amacele wonke enkolo. Ubona, ngumoya ofanayo. Abantu bayafa, kodwa umoya awufi. Uyaqhubeka usiya, bonke abenkolo. Omunye wabo uthi njengomoya ongcwele, ophila uhlobo lwempilo okumele baluphile, futhi bahambe ngobungcwele, futhi bathembeke. Bangeke bakudlelezele langendibilithi, futhi benza into yonke ethembekileyo abangayenelisa ukukusiza. Futhi abanye balunge nje ngakho konke abangaba yikho. Futhi abanye siyathola kuphendukezelwe nje, futhi kukanti bonke bobabili imimoya yenkolo. Okubili kwakho, omunye umoya ongcwele nomunye umoya ongangcwele. Futhi nxa unanzelele, kuza kuba lanxa uzitsho ukuba ngowenkolo, baza kuyeyisa futhi bakubize umgiqiki ongcwele. Benza loba yini abangayenelisa. Bona benganaki ilizwi likaNkulunkulu elingaguqukiyo, sengathi lalingazange libhalwe. Bona ungathi manje khangela lapha, nxa ubhaphathizo, ngilo moya ongcwele. Futhi umile lapho ulaleso sigazo esandleni sakho usibhema na? Yebo, ngilomoya ongcwele. Angicabangi ukuthi kubi ukunatha kancinyane, kangicabangi ukuthi ubona. Futhi unanzelele, angicabangi, kodwa uNkulunkulu ucabanga okwahlukileyo, uyabona, ngokwelizwi lakhe. Bona futhi bayakwenza kalula nje ukukhaphulela phezu kwawo. Kunjalo khona kanye, njengalindoda nje endalana egogekileyo okhasela phandle ngaleso sikhathi lapho uDavida ayiqotshwa esihlalweni sakhe sobukhosi, wayesiya phezulu entabeni ye-Olive, ephuma phandle ekhala lapho esenyuka ekhangele emuva. Futhi lumfo womdadlana wakhasa phandle lapho, futhi wayemkhaphulela, futhi lowo mlindi wathi, ngizavumela lelo khanda lenja lihlale kuye futhi akhaphulele inkosi yami. UDavida wathi, myekeleni enjalo. Bona bamkhafulela. Phose iminyaka engu-800 eyalandelayo bakhafulela indodana yakhe uJesu Kristu labo. Futhi lamuhla bayamkhafulela njalo, sengathi loba nje bengahloniphi, bengelandaba. Bachibilikisa amakhanda abo nje futhi bakufulathele, futhi bahleke ebusweni bakho. Kungani kunjalo? Basemkhunjini oya eTashishi, kunjalo sibili. Lolu ubizo kuNkulunkulu kufanele ukhalimele ububi, ukhalimele isono, ukhalimele izinto ezingalunganga. Manje khumbula, kuza kuba njalo. Yeyi, uyazi lesi sikhathi, uyazi ngingamahola amabili ukuthiyana, futhi ethusoni kuyimizuzu engutheni emva kwelesi 7, futhi sengisiba sengathi angisekho endaweni yami lapha, kunjalo. Manje khumbula, kuzamele sikuphendulele, khumbula, labo abakhafulela uKristu bakuphendulela. Lapho uDavida ayiphenduka ekuthunjweni kwakhe, lapho engumbaleki, futhi lapho ephenduka, khumbula, lumfo wawa ngobuso bakhe, futhi wakhalela isihawu. Wakhafulela uDavida ayiphuma, kodwa wayeselungiselele ukugeza inyawo zakhe ngenyembezi, futhi lapho ephenduka. Futhi ngolunye usuku labo abamgwazayo uJesu baza kubona. Futhi labo abamgwazayo lamuhla baza kubona labo. Bona ngolunye usuku kuza kuphenduka. Khumbula isambulo 22, sifuna sigcine lonke ilizwi alibhalileyo. Lonke ilizwi. Manje, siyazi ukukhona bakhe bulapha, kuqinisiwe, silabo. Siyathemba kuli viki elandelayo kuzaqhubeka kuqiniswa phakathi kwethu, abagulayo baza kusiliswa futhi izinto ezinkulu zizabe zithatha indawo. Asifuni umqondo odumileyo, sifuna iqiniso, futhi thina kasithina sifuna asifuni ukukhangelana lalutho kodwa lokho uNkulunkulu akukhulumileyo ukuthi kuliqiniso. Kodwa woba leqiniso ukuthi izono zakho zizahlala zikufumane. Nxa zingakwenzi lapha kuza kukuthola ekwahlulelweni, ngakho wena kuza kufica kwenye indawo. Manje yebo mnumzana, kodwa nxa ungumKristu weqiniso obiziweyo ngokweqiniso njengalokho uJona ayeyikho, uNkulunkulu usevele wabhadala indlela yakho. Suka kulowo mkhumbi oya eTashishi kungenani. UNkulunkulu wakumisela ngaphambili kulimpilo. Yebo mnumzana, nxa ungoweqiniso umntakaNkulunkulu obiziweyo, woza kuKristu, ngena ekugcwaleni kwakhe. Indlela yakho ibhadalelwe kuya ngaphi na? Ibhadalelwe kuya eNiniva, hatshi eTashishi. Umiselwe ngaphambili umkhumbi wakho kulo mkhumbi osukayo khona khathesi usendleleni yawo. Ngakho kule nto eyodwa kuphela yokwenza ekungena kuwo. Futhi nxa njengoNkulunkulu kawusoze ube lokuthula. Njengomzukulu wami omncane isikhatshana esedlileyo phose iminyaka engu-10 manje usehambe kusuka ensikeni esiya ensikeni, okunye kusa uyahamba kuleli bandla, leli bandla likatolika phansi lapha, futhi athathe leli ngoba omunye ubaba ongcwele akhuluma ngaye ngangapha, futhi omunye ngangapha, futhi omunye ngangapha. Ukuphetha ngani konke? Bona manje ulokhu elambile futhi ewomile ngathi indawo yakho iphezu kwe-altari phansi lapho, ndodana. Bona akula ndlela yokuphuma kikho. Lapho uNkulunkulu angaqala ukukulandela kungangcono uzidele futhi uqhubeke, yikho kuphela. Kumbula uNkulunkulu, uNkulunkulu wayesesikepeni, uNkulunkulu wayephakathi kwesiphepho, uNkulunkulu wayesenhlanzini, yonke indawo achibilika khona uNkulunkulu wayelapho. Ubona uNkulunkulu ukhona futhi kuzaqhuba kukuhlukuluza. Ngakho kungani singabe silokhe silindele? Basiqaliseni nje imvuselelo kakuhle, kulungile. Kuyini elikulindeleyo? Siyakholwa ukuthi ukubuya kwenkosi sekusondele, futhi uza kuba lomlobokazi, futhi uselungiselele. Futhi kasifuni imikhumbi eya kuloba yiphi iTashishi. Siya eNinive, siya enkazimulweni. Ameni, kunjalo. Siya lapho uNkulunkulu aza kubusisa khona, futhi yikho lokho esifuna kukwenza. Lala ebukhoneni bukaNkulunkulu khona-ke ngenhliziyo zethu, hathi izandla zethu ikakhulu, kodwa inhliziyo zethu phambi kukaNkulunkulu, aze asikhulise indlela lendlela kanjalo ngenhlambu zenkazimulo yakhe, futhi abhekele phakathi kwethu ukulunga kwakhe, futhi avuthise lokho esilakho kube yibuqotho. Bona lapho esingatshengisa khona abanye ukuthi uJesu Kristu uyaphila. Oh, minabo sifuna ukukholwa lokho. Futhi kumbula lapho uJona ahamba khona. UNkulunkulu wayesesikepeni, uNkulunkulu wayephakathi kwesiphepho, uNkulunkulu wayesenhlanzini. Wahamba elokhu endawonye loJona, intando yakhe epheleleyo yaze yenziwa. Kunjalo. Futhi nxa engabe ekulanda, ungagwema ngangapha, futhi ugweme ngangale. Kodwa uzakuba lusize uze uphenduke, wenze into owayiqalisayo, ukuye ukuyenza ekuqaleni. Bona, ungahambi, ubaleke ebusweni bukaNkulunkulu. Khangelana lakho. Uyakholwa ukuthi kuliqiniso, khona ke vumela. Nxa kuliqiniso kufanele ukuphilele, ukufele, loba yini okunye. Futhi nxa wake wakuqinisa kuwe ukuthi kuliqiniso, khona ke asingeke sikubalekele loba ngabe. Izakuba khona lapho ngokufanayo nje, awungeke ukwenze. Ngomprofethi wakhe onikeziweyo, lo amgcobayo ukuya phansi lapho, futhi abize lo mbiko khathesi. Wakhangeleka sengathi wayengathumela omunye umprofethi, kodwa wagcoba uJona. Lo Elija wayengeke akwenze, uJeremiya wayengeke akwenze, uMose wayengeke akwenze, kwakunguJona. Wayemele aye eNinive, yikho kuphela kwakukhona kikho. Wamthuma futhi wamtshela ukuthi ahambe. Futhi lapho esithi hamba khonale, Jona hamba eNinive, akula omunye ongahamba akwenze lokho kodwa uJona. Futhi lapho uNkulunkulu ekutshela enye into kumele uyenze, akula omunye umuntu. Bona, kumele nje sikhangelane lakho, futhi sihambe siye kwenza. Siyakholwa ukuthi siphila eholeni lapho uNkulunkulu esenza enye into. Siyakholwa ukuthi siphila phakathi kwabo khathesi. Ngiyakholwa lobu busuku ngichumayela kulelo bandla elileleyo lilindele phandle lapho ukuvuthwa nje. Ngiyakukholwa sibili lokho ngenhliziyo yami yonke. Ngingathi kuyafana khathesi njengalokho obekuyikho. Manje siyakholwa ukuthi ihola selifikile ukuthi uJohane ongcwele 14:12 kufanele agcwaliseke. Thina siyakholwa ukuthi uMalaki 4 kufanele agcwaliseke. Siyakholwa ukuthi uLuka 17:30 kumele agcwaliseke. Siyakholwa ukuthi zonke lezi ziprofethi athi zizagcwaliseka kulolu suku. Siyakholwa kufanele zigcwaliseke, futhi siyakholwa siyazibona zigcwaliseka khona manje. Kunjalo sibili. Mana ukubaleka, ungaphumi ebusweni bakhe, woza nje ebusweni bakhe. Kunjalo. Futhi ngiyakwazi yikho lokho ofisa ukukwenza, ngoba ngabona amalayisensi avela eTexas, eLouisiana, la ndawo zonke. Yikho lokho esingakho lapho. Akusikho ukubaleka ebusweni bakhe, kodwa ukugijimela ebusweni bakhe. Phendukani, phumani phandle kwe bekungujona nqa obukade umangala ukuthi yiphi indlela yokuya kuye kumbe lokho okokwenza buya ngena emkhunjini kanye lathi lobu busuku siyehla ukuya ethashishi ukuyakhalimela kumbe ninive ukuyakhalimela siyekela lowo mkhumbi wethashishi uqhubeke usiya usehla nqa befuna ukukwenza silomlando phambi kukankulunkulu lowo ngumbiko esilomlando ngawo ngakho kuliviki elandelayo isingeniso nje esincinyane lobu busuku ukulazisa lapho ngikhalima ngilomlando kuphela ngombiko bazalwane lina bachumayeli elitshezi lapha kangikho lapho kuzwisa ubuhlungu imizwa yenu futhi lina bafazi lamadoda kulindaba yomthato lokwahlukana ezayo ngifuna likhumbule lobu busuku ngikhulume konke lokhu ukuba ngilethe lokhu kini ukuthi ngilomlando kuphela kunkulunkulu futhi-ke njalo ngilomlando kini ukulitshela iqiniso futhi kangiyi kulitshela ulutho kodwa iqiniso ingxeye unkulunkulu engivumela ngibe kwazi lokho okuliqiniso ngize ngibe lazi iqiniso kangiyi kukhuluma ulutho ngakho bona kangiyi kukhuluma lutho ngakho kodwa ngiyakholwa ukuthi unkulunkulu uyangitshengisa iqiniso ngomtshado lokwahlukana futhi ngiyathemba ukuthi uzangivumela ngikulethe futhi eminye imibiko engihlose ukuba layo liviki yile ngubani lumelkizedeki kungaphi lapho unkulunkulu akhetha khona ukubeka bizo lakhe futhi lezi ntuthwana zalezo zinto kanjalo okuyimibiko ezayo le nhlungu zokuzala futhi lezi zinto ezintuthwana ezingalolo hlelo futhi kuhambelana le ndoda ikhetha umkayo futhi izinto ezintuthwana leyo mibiko engifuna ukuyiletha liviki kodwa ngifuna nje ibandla lapho nxa kungaba lo mthumayeli lapha angikho lapha bazalwane bami kanye libuni kumbe abanye benu malunga libuyele ebandleni lenu futhi lithi umfowethu Branham wakhuluma okunje lokunje ngibotshelwe embikweni lo ophiwe kimi uvela kusomandla unkulunkulu lapho ngimile lapha lobu busuku futhi unkulunkulu uyakwazi ukuthi lokho kuliqiniso ukuthi khona phansi kulumfula kulabantu mhlawumbe abahlezi lapha lapho leyo ngilosi yenkosi isehla phansi lapho futhi yangitshela lokhu akwenzayo khona lapho ngo-1933 khona phansi kulesi sitalada spring lapha nxa ngowemzini lapha tshayela khona phansi likhona lesi sitalada spring ngale lapho ofika khona emfuleni futhi yikho lapho okwenzakala khona lokho bekungo-1933 mhlawumbe sokube phose iminyaka engu-32 edluleyo leso sikhathi o sokube yi-32 iminyaka edluleyo iminyaka engu-32 edluleyo lokuthi ukulethe njani lokho phansi yonke into futhi saphuma siletha umbiko futhi sabona abagulayo besiliswa iziphofu labagogekileyo labajwabheneyo leziquli lakho konke futhi-ke sibone ngitsho labaphileyo esibaziyo ukuthi kwafakazwa bavuka kwabaphileyo abantu bayapha futhi bavuswe ekuphileni njalo lazo zonke lezi izinto nxa umbiko uphuma kulezibonakaliso lezimangaliso futhi ube ulokhu ubona isikolo esidala esifanayo somcabango owakhula ngawo lokho akuvelanga kunkulunkulu unkulunkulu akadini nje ukuthi enze unkulunkulu uzama ukukukhanga kwenye into futhi-ke lapho ujesu ephuma waqala ukusilisa abagulayo futhi esenza imisebenzi emikhulu lezinto yena sonke isikhathi yena ujesu wakwenza futhi umose lojesu bakwenza labanye babo bonke futhi lapho elapha wakwenza futhi uyakwenza into efanayo lamuhla lapho ethumela umhlangano onjengalowo imvuselelo futhi aqale umhlangano emhlabeni futhi aqale ukuhamba kanye lalezi izibonakaliso ezinkulu lezimangaliso futhi-ke liyabona uyela lezo sikolo esidala esifanayo sokufundisa kulenye into engalunganga lapho kwenye indawo kulenye into entsha ezayo lapho ujesu ephuma ngemva kwalokho lapho ungurabi olungileyo wayengeza kuloba yiphi ipulupiti futhi achumayele lapho esilisa abagulayo lapho o babethanda ukuba layo khona ngale kodwa ngolunye usuku lapho ehlala phansi futhi wathi mina lo baba wami simunye umfowethu wayengasadumanga kangako emva kwalokho lapho esithi ngaphandle lidle inyama yami futhi linathe igazi lami kalila mpilo kini kodwa lowo odla inyama yami futhi anathe igazi lami kule mpilo engapheliyo futhi ngizamvusa osukwini lokucina khona-ke wayengasadumanga kangako kusukela lapho abathi lindoda inatha igazi labantu lindoda nkulu zebhabhu yendlela enza ngayo lezo zinto wayebona ubusanuse wakhangela ngengqondo zabo futhi wabona imicabango yabo uyisanuse kodwa lokho okwakuyikho wayeyilizwi likankulunkulu libonakalisiwe kulelo hola futhi wayebothelwe ngumlando wathi ngihlezi ngisenza lokho okuthokozisa ubaba wami unkulunkulu usisize ukwenza into efanayo senze lokho okuthokozisayo ubaba futhi ngithemba lonke lizazwisisa nxa lingavumelani lami kuleyo mibiko lezinto ukuthi lizakhumbula kanjalo ubani lalinhlonipho ukuthi ngilomlando futhi kangiyi ethashishi ngisendleleni ukuya eninive futhi ngifanele ngikhalime inkosi ilibusise lonke kasikhothamiseni amakhanda ethu manje okwesikhatshana sekuphosa kube ngu-9:30 kangifuni ukuligcina kodwa ngifuna ukufumana lokhu nxa ngingenelisa lobu busuku bakhona abanye lapha abangekho khona kanye nje lapho okumele ukuba khona kukristu kodwa wena ufuna ukuba khona futhi uyafisa ukuba ungaphakamisa nje isandla sakho uthi mfowethu Branham ngikhulekele unkulunkulu alibusise khangela nje izandla ngifuna ngilapha mfowethu Branham ukusondela duzane lonkulunkulu futhi nxa ikhanda lakho beliphakanyisiwe isandla sami siphakeme lami yikho engikulandileyo lapha ngilambile njengalokho oyikho kodwa ngolinye usuku enye yezinto ezinkulu kakhulu yenzakala futhi ngiyazi manje okokwenza futhi ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu uzakunika lokho kuzwisisa okucacileyo kukhona lapho. Ngakulo mbuzo engqondweni yakho kumele kube lempendulo kwenye indawo. Ukuphendula lowo mbuzo, umkhuleko wami yikuthi uNkulunkulu akuvumele ubone lowo mbuzo uphendulwa ngalesi sikhathi. Nxa ugula, uNkulunkulu makakusilise. Siza kuba lenkonzo zokusilisa, ngiyathemba phose ubusuku bonke, futhi sizakhulekela abagulayo. Siza kwenza loba yini esingayenza ukulisiza, futhi lani lenze yonke into elingayenelisa ukusisiza. Futhi sizasebenza ndawonye. Themba uNkulunkulu uzasipha umhlangano omkhulu. Manje baba uNkulunkulu, lawa amazwi amalutshwana aqunyiweyo, kodwa asezandleni zakho manje Nkosi, akhulunyiwe. Kumele ngihlangane lakho, njengokuthi nje lawo mazwi angeke afe, ayahamba ebhoda futhi ebhoda umhlaba kurekhodi. Futhi ngelinye ilanga ngizakhangelana lawo njalo. Ngiyananzelela lokhu Nkosi, futhi ngiyakutsho ngokujulileyo kokuqiniseka. Ngiyakhuleka uNkulunkulu othandekayo lobu busuku ngamunye walaba abantwana bakho. Uthi uNkulunkulu, ngiyathemba iviki ingakapheli bazaba bazazwisisa ukuthi umbuzo lo omkhulu kangako engqondweni yabo lobu busuku uzakuqedwa. Siphe khona Nkosi. Kulabanye lapha abangakwaziyo baba, njengomsindisi lakhathesi kumbe mhlawumbe bengakaze bagcwaliswe ngumoya ongcwele, makuthi lokhu kube yibusuku lobo. Nkosi, angeke ngigcwalise umuntu ngomoya ongcwele, futhi angeke ngisindise umuntu. Ngingabatshela kuphela lokho owakutshoyo. Babusisiwe labo abalambela lokomela ukulunga, ngoba bazakusuthiswa. Futhi ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi uzadala indlala engako enhlizweni zabo. Iningi Nkosi kumele balambe, bangatshayela kanjani lawo amakhulu amamayila bedlula eliqhweni lakho konke laphezu kwezintaba ezinayo, futhi bedabula phakathi kogwadule ukubuya endaweni endala encinyane behlezi lapha ekhoneni. Kona-ke ngiyacabanga njalo, wathi lapho umzimba okhona ingqungqulu zizabuthana. Sondle Nkosi phezu kwemana yakho engcwele, nika imiphefumulo yethu lokho esikudingayo sibili. Sikomele wena Baba, sisezandleni zakho khathesi. Makuthi umoya ongcwele omkhulu owehla phansi entabeni ngolunye usuku phezulu ngale, ngiyakhuleka ukuthi uzagcwalisa yonke inhliziyo phakathi lapha ngobuhle bakhe lesihawu ngokuzwisisa. Siyananzelela Baba, yikho lokho esikudingayo yikuzwisisa. Ngoba nxa singazi lokho esikwenzayo, khona-ke sikwazi njani ukuthi sikwenze njani? Kodwa kumele sibe lokuzwisisa. NjengoDaniyeli wathi wayelokuzwisisa ngombhalo kaJeremiya umprofeti. Futhi Baba, silokuzwisisa ngombhalo kamoya ongcwele lapho esambulela kuleli hola. Siphe Nkosi izifiso esilazo ngawe. Ngesineke siyakucela lokhu Baba, okwenkazimulo yakho, ebizweni likaJesu Kristu. Manje namakhanda ethu ekhothanyisiwe. Lapho udadewethu ekhalisa ithuni lalokhu, uzanginika umusa lenkazimulo, futhi ahambe lami indlela yonke. Ngifuna nje ukuthi likhuleke ngokuthula khathesi, futhi ucele ubaba osezulwini ukuthi uzakupha lobu busuku lokho okufunayo. Mfo wethu othandekayo, dadewethu othandekayo, useduzane nje njengengalo yakho eyikho kuwe. Lina lingikholiwe kwezinye izinto, ngikholweni kulokhu. Ulapha ukulipha loba yini elikudingayo. Okwamaviki okugcina amalutshwana edluleyo, bengilambile kangaka, ngomile kangaka, ngilesizungu kangaka ukulibona. Yiso isizathu ngathi, Billy, asiyeni ngekhaya. Umeda wathi, ufunelani ukuphenduka lapho kulelo lizwe eliqandayo njalo? Bill, uhlezi usiba lo mphimbo wobuhlungu lakho konke. Uhlezi uphuma, futhi ikhanda liqanda, futhi utshe ilizwi, futhi awukwanisi ukukhuluma. Ngathi awu, angikwazi. Ngathi kuye, ngiyabona umngane wami uCharlie Cox ehlezi ngemuva lapho. Ngathi ngiyaphithekela ukuzwa uCharlie esithi lo sinti omncane ukhwele leso sihlahla phezulu le. Ngiyalamba nje kakhulu ukukuzwa lokhu. Ngifuna ukuba lani. Ngiyazi umfowethu Banks wagula sibili, futhi ngabona umbono ngaye lapha kungasikude, futhi wayelele ngomhlane wakhe. Futhi ngiyazi uphose wasitshiya maduzane. Nxa ngikhangele abatshiyeneyo benu, ngabuya ngobunye kusuku emhlanganweni wamadoda angosomabhizimusi yesiKristu lokusemhlabeni wonke jikelele. Omdala babashekharyeni, ubaba kaJemosi, wayevame ukuhlala lapho futhi aqhubeke ekhangele ngize ngingene. Khona-ke wayebobotheka, futhi lokho kubhabhayisa ayengibhabhayisa ngakho. Wayengasekho, usehambile. Khona-ke ngenza ubuza kuleyo muli, lo itsho kanje inkosi, indodakazi yabo izakufa layo. UFlorence, ngambona embonweni, ngambona ehamba, futhi ngiyazi uyahamba.
Futhi ngathi khuleka, khuleka nje. Liyazi kule umprofethi ngesinye isikhathi watshelwa ukuyatshela inkosi ihlele indlu yayo. Futhi wakhuleka, futhi wasindisa impilo yakhe iminyaka engu-15 ubude. Ngathi khuleka. Kodwa wena khangela, futhi ngaphenduka, ngahlala khona lapha okuthengiswa khona ukudla ngolunye usuku ngisidla. Indoda yabuya kimi yathi, awusuye uBilly Branham? Ngathi, yebo. Mhlawumbe wayengangazi ngoba lokhu phezu kwempabanga, phezu kwekhanda lami, ngangigqoke lesi siqephu senwele ukuvalela ukubamba umphimbo wobuhlungu ngesikhathi salumhlangano. Weza kimi wathi, bengicabanga ukuthi ngiyakwazi Billy. Ngathi, yebo. Ngathi, ungubani? Wathi, ngingu-John Woman. Ngathi, unjani uZip? Wathi, Billy wafa. Ngangisiza ngisehla endlini yomthethwandaba, ngehla ukuyabhadala intela yami, ngisehla phansi endlini yomthethwandaba, futhi ikhosikazi lamemeza kimi futhi lathi, ubukwazi ukuthi uJohn kasekho, kumbe elinye ibizo, kwakungabe kungayisiye uJohn Eddie, kumbe enye into, futhi ngathi, ngangingamazi umfazi, ngezwa ngiyangeka, futhi ngafumana, ngangingazi ukuthi ngubani, wathi uyakhumbula ngokunye ubusuku obumnyama lapho umfula ugcwele okhunjini phandle lapha, lezi ndlu zikhukhula, phezulu ku-Chestnut Street, futhi wabeka impilo yakho engozini ukuyangena endaweni, futhi uthathe umfazi labanye abantwana abancinyane oba Kupa. Ngathi unguye na, wathi ngiyilo ikhosikazi. Waqala ukuhlabalala ngengane yakhe, liyayazi indaba yami. Wathi lo engambiza ingane yami uchadile futhi ulemuli, bona. Futhi nangu elapha, usemdala, futhi usempunga, futhi nangu mina ngilapha lami. Munye ngamunye amakhadi ethu ayaphuma eshelufini njengoba kwakunjalo. Futhi sile mihlangano, futhi lo kasekho, lalona kasekho. Sonke asiyikuba khona olunye lwezinsuku lezi. Kodwa mfowethu, dadewethu, kule ndawo yokubuthana, asibe nileqiniso khathesi ukuthi siqondile. Lingakwenza na, ungavumeli konke ukuzwisisa kwakho ngoNkulunkulu lokunjalo kuhambe ngeze, asikholweni. Baba, basezandleni zakho, ngisezandleni zakho Nkosi. Silapha kuphela ekunikeleni manje phambi komhlangano ozayo oqala kusasa ebusuku. Ungasisiza na Nkosi. Makuthi inkulumo zethu isikhathi sonke zibe phezu kwakho. Makuthi inhliziyo zethu lengqondo zibekwe phezu kwakho. Futhi wathi uzasigcina ekuthuleni okupheleleyo. Kubhaliwe futhi eBhayibhelini ungeyami ekuzwisiseni kwakho. Oh Nkulunkulu, asifuni ukuzwisisa kwethu, sifuna ukuzwisisa kwakho. Sinike khona oh Nkulunkulu. Futhi makuthi imvuselelo ubuye emiphefumulweni yethu kuze kuthi leli xuku labantu libe lenhliziyo nye langqondonye. Sipe khona baba, sipe izinto lezi, lapho sikhuleka ebizweni lika Jesu Kristu. Asiphakamiseni izandla zenu. Flows from
God.
Oh, Nkulunkulu. Ngabula abanye benu, abezwa njengokuthi lingathanda ukubuya futhi liguqwe phansi kwe-altari. Ngalingathanda nje ukubuya uthi, angikho lapho engifanele ngibe khona Nkosi. Ngifuna ukuzinikela kakutsha, ngifuna ukukwenza lobu busuku Nkosi.
You're welcome to come. We'd be here to pray with you.
Liyemukelwa ukubuya, siza kuba lapha ukukhuleka lawe. Asikhulekeni nje, munye lamunye ngendlela yakho khathesi. Khohlwa nje njengesikhathi. Asikhothamiseni nje amakhanda ethu ebusweni bakhe. Lo mfazi omncinyane lapha ekhala, ngiyakuthanda Jesu. Uyakhumbula lapho sindiswa iminyaka eminingi edluleyo, khumbula ukuthi kwakuhlabusa njani kuwe, ulokhe ehlabusa nje ngokunjalo lobu busuku. Asikhulekeni, wonke umuntu ngendlela yakho manje, asizinikeleni sonke nje kuNkulunkulu, sizinikele nje enkosini. Nkosi Jesu othandekayo, isifula senduduzo yami yonke, okwedlula impilo kimi. Ngubani engilayo emhlabeni ngaphandle kwakho? Kumbe ngubani ezulwini kodwa wena? Nkulunkulu othandekayo, siyakhuleka khathesi ukuthi isihawu sakho lomusa kuza kuthunyelwa phezu komunye lamunye wethu Nkosi. Silapha ku-altari. Abaningi bebengenelisi ukuza, uzahlangana labo ezihlalweni zabo. Loba yini esikunikelayo Nkosi, wena uyathanda ukukwamukela. Nga singakunika nje isikhathi sethu, uzakwamukela isipho, uzakwamukela. Kodwa Nkosi Nkulunkulu lobu busuku, siyaphetheka kwalokho, sinikela konke esiyikho. Konke lokhu engiyikho, konke lokhu engingakhangelela ukuba yikho, konke kukuwe Nkosi. Siyakhuleka ukuthi uzathatha lokhu imikhuleko yethu enhlizweni yakho Nkosi, futhi sinike ukujula okukhulu kukamoya ongcwele ukuthi impilo zethu zizantshintshwa, ngoba siyabona ukuthi sesiseduze lokuphela khathesi. Akungeke kube kusaba lesikhathi eside kangako. Futhi lapho sibona abathandekayo bethu bewela phansi usuku ngosuku, abatsha labadala, siyazi masinya ukuthi kumele kuqoqode emnyango wethu. Futhi lobu busuku Nkosi, lapho sisengqondweni zethu eziqondileyo, sihlezi lapha kumbe siguqe lapha, simile lapha, loba yiphi indawo esiyiyo, samukele Nkosi Nkulunkulu. Ngithathe Nkosi, kangisilutho. Kodwa loba yini engiyikho Nkosi, nxa ungangisebenzisa, ngiyazinikela kuwe. Ngiyakhuleka uNkulunkulu othandekayo, omunye lomunye walaba, laba abantu abathandekayo, engama ezintabeni eArizona futhi ngakhala ngabo, futhi nampa belapha beguqe ngaku-altare kanye lathi lobu busuku bekhuleka. Singcwelisa impilo zethu. Siyakuthanda Baba, ukwedlula impilo zethu uqobo, siyakuthanda ukwedlula izimuli zethu. Siyakuthanda ukwedlula umfazi, abantwana, baba, mama, dadewethu, mfowethu, ndoda mfazi. Siyakuthanda Nkosi Jesu. Akwenze lokho kube qotho kangako enhlizweni zethu Nkosi. Thululela phakathi amafutha okuthokoza, liviki Nkosi. Emiphefumulweni yethu, siphe ukugeza, ukugezwa kwelizwi, ngamanzi elizwi, ukwabela kithi iqiniso. Abaningi lapha lobu busuku Nkosi, futhi baza kuba lapha, abadidekileyo kulezi zifundo eziqakathekileyo. O Nkulunkulu, vula lo mthombo endlini kaNkulunkulu, ongasihlambulula. Ngiyakhuleka Nkulunkulu ukuthi uzasigezisa futhi usihlanze egazini lakho futhi usenze izidalwa ezintsha futhi siphe umusa lokuqina okuletha ilizwi leqiniso esambulweni salo saphezulu kobuntu bukaJesu Kristu. Makabonakale phambi kwethu Nkosi, makabuye futhi asilise imikhuhlane yethu, athethelele izono zethu, gcwalisa inhliziyo zethu ezilambileyo ngendaba ezinhle zentokozo enkulu ivangeli libonakalisiwe empilweni zethu. Busisa umalusi wonke, umhlabelisi wonke, wonke umfundisi wesikolo sesonto, sibusise sonke ndawonye Nkosi, ngoba ngeqiniso siyakuthanda futhi manje singabakho Nkosi kulokhu kuzinikela. Ebizweni likaJesu Kristu, sisebenzise manje ngokwentando yakho uqobo.
My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. Oh, say.
Liyakuthanda lokho na? Akasihlabeleni njalo. Lokho kukwenza uzwe kahle na? Bangaki abathanda ukuhlabela zona ingoma zakudala? Ngiyazithanda nje, alizithandi na?
Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching up to Zion, that beautiful city. Join in the song with sweet accord and the
Manje maziphakameni manje lapho siyihlabela qhawulanani izandla omunye lomunye. Akubusise dadewethu, akubusise dadewethu, akubusise mfowethu, akubusise dadewethu. Asiphakamiseni izandla zethu phezulu manje kuNkulunkulu. Lokho akukwenzi uzwe kuhle na? Minabo, minabo. Oh, kasiphakamiseni nje izandla zethu futhi simdumise nje ngendlela yethu uqobo. Nkosi Jesu, wena iluba laseSharon, umduze wesigodi, inkanyezi yokusa lekhazimulayo, omuhle wabangu 10,000 emphefumulweni wami, wena sifula senduduzo yami yonke, okwedlula impilo kimi. Sikuthanda okunganani, sizwe onkosi, sikubonga okunganani, oh. Sikudumisa okunganani wena, busisa lapha, inkosi yethu eligugu lomsindisi, siphe izinto lezi nkosi, siphe khona. Ngenye indlela ngokunye ngizwa nje siyahamba kulenye into enhle ezikhona phambi kwethu. Manje khumbula nje, ngiyakholwa ngiyaprofetha, intokozo enkulu ihlezi phambili. Ukukholwa kunjalo. Inhliziyo eziningi ezidanileyo zizenziwa, impihlakalo ezinkulu ziza kucaciswa, futhi abantu abadanileyo bazaphendulwa intokozo. Njengo Johane wasendulo lapho esemdala kakhulu ukuthumayela wayehlala nje futhi eklabalala bayangitshela amandla akhe wonke bantwana abancinyane thandanani thandanani lingavumeli lutho luze phakathi kwenu bona hlalisa konke yonke into khatshana le yebo kungelani lokuthi kuyini khangelana lapho sisendleleni yokuya eNinive bona ungangeni kulowo mkhumbi omdala wethashishi okukhupha phakathi kwabanye akasiqhubekeleni khona phezu kwesifula sezibusiso zikaNkulunkulu ngiyakholwa siza kuba lakho ngiyakholwa baba wethu uzwa ngcono manje dadewethu ulungile lokho yiyo indlela engithanda kubona ngayo abantwana bezalwa lokho kusiza ngalapho ngingacabanga nje ngeminyaka eyedlulayo khona kulumhlabathi zingaki izinkulungwane ezizalelwe khona embusweni kaNkulunkulu khona kulumhlabathi sazi kanjani kancane lapho simile lapha silamasenti angu 8 esikhwameni sethu ukwakha ibandla ngawo. Oh, wathi mina nkosi ngikuhlanyelile ngiza kuthelezela busuku lemini futhi ukwenzile, ukwenzile. UNkulunkulu alibusise manje lapho sikhothamisa amakhanda ethu. Manje kusasa ebusuku kukhumbulani inkonzo zizangenelwa ehholi yesikolo lapha futhi nga siza kuba lomunye ozabe emile lapha khathesi ukutshengisa abantu ukuthi bafike njani lapho ngoba abatsha bazabe bengena phakathi. Liyamthanda na uthini amen? Oh, akamangalisi na? Ngangimile phansi lapha okhunjini futhi ngihlabela leyo ngoma endala. Ngimi okhunjini lwaseJordani olulesiphepho. Cabanga lokho kube iminyaka engu-30 edluleyo, 33 iminyaka engu-33 eyadlulayo, futhi ngiphosele ilihlo elifisayo, elizweni elihle lelithokozayo laseKhenani, lapho ilifa lami elikhona. Futhi abaningi engababhaphathiza leyo ntambama sebekhona lekhathesi, lapho besima lapho, futhi bafakaza leyo nkanyezi yokusa isehla ivela emazulwini, ibhoda ngalapho njengalokho, wathi, njengoJohane umbhaphathizi wathunywa ukuletha ukwandulela ukuza kokuqala kukaKristu, umbiko wakho uzandulela ukubuya kwesibili. Kwakucatshangwa njani na? Kodwa wonke amazwi kaNkulunkulu aqinisile, wonke amazwi kaNkulunkulu. Siphila ebusweni benkosi enkulu, uNkulunkulu alibusise. Lapho sikhothamisa amakhanda ethu, ngizacela mfowethu Nevile, umalisi wethu oligugu, ukubuya lapha futhi asiphumise ngomkhuleko. UNkulunkulu akubusise mfowethu Nevile.